okwebhukula amaHebheru, khona-ke siyangena kwesesi-7 ubupristi bukamelikizedeki, futhi-ke siyangena kusuka ebupristini bukamelikizedeki sisiyangena kulezo nsuku ezinkulu zomhlatshelo lokwehlukanisa, okwehlukanisa inhlawulo. Khona-ke bese singena kuleso sahluko esikhulu sokholo, isahluko 11, futhi isahluko 12 silahla konke okusindayo, futhi isahluko 13 lelo khaya laphakade elingakhiwanga ngezandla zomuntu kodwa uNkulunkulu yedwa, lo owenze leli khaya elikhulu kumangalisa okunganani. Ngiyathokoza ukubona udade wethu ngemuva ngale osanda kungena nje enkonzweni. Ngiyambona lomkakhe izolo besisemgwaqweni wethu ngasendaweni leyo ngangicabanga ukuthi ngazi wonke umkenke omncinyane likhona ngokuba ngumbindi wenyamazana lapha e-Indiana lokupatirola okweminyaka ethile. Ngangisazi indawo yonke kodwa ngangingabe ngilahlekile izolo phezulu ngale lapho ababekhona phezu kwamaqaqa umgwaqo omutsha. Futhi ikhosikazi lalile mvukuzane emaphathini, futhi inkosi yamsilisa sibili umfazi sathatha futhi lokuthi konke kwafika njani. Sasihlezi lapho umfowethu Robertson, mhlawumbe ukhona lamuhla, ngibona umkakhe lomfowethu Hudu labo abaphakathi, futhi sasiphezulu lapho erolini endala umfowethu Robertson lami lomfowethu Hudu, futhi sathatha iroli leyi sahamba phezulu lapho phezu koqaqa. Futhi lapho inkosi yatshengisa imvukuzane isibili, futhi-ke sama lapho futhi sakukhangela kuthiya umfazi ngamehlo ethu uqobo, sama futhi sakubona kuthiya umfazi. Futhi wabiza njalo kumkamfowethu Hudu, futhi wayengitshela wayekhafula leyo nto emnyama sibili, futhi nango elapha lokhu kusa ehlezi ngemuva ebandleni yena lomkakhe othandekayo. Vele sikhathi esihle enkosini, akamangalisi na? Futhi angizange ngibe kwazi ukuthi lapha ngokuvamileyo ebantwini abalapha imibono ayivamanga ukwenzakala lapha. Leli likhaya lami, futhi ngitsho ebandleni. Isonto ivikisi bangaki ababelapha ukubona indoda esihlalweni samasondo iyisiphofu igogekile ingakwanisi ukuzimela lemithambo yengqondo ingasekho, labakomayosi basebemehlulekile. Lo lomunye umngane wami wekatolika ongudokotela wamthumela phezulu lapha. Futhi ngaphambi kokubuya enkonzweni inkosi yanika umbono ngalindoda, liyazi lonke lokho. Futhi khonapho indoda yasiliswa ngo itsho kanje inkosi bona. Futhi-ke yasukuma yaphuma phandle yathatha isihlalo samasondo sayo, yayisibona njengawe ongakwenza kumbe engingakwenza. Futhi yaphuma phandle kwesakhiwo efuqa isihlalo sakhe ngokwejwayelekileyo, futhi lo muzwa wokubhalansa liyazi awungeke uzibambe umile bona, awungeke nje. Futhi okweminyaka wayehlezi. Futhi izolo lapho ngifika lapho ikhosikazi lalisiba lephupho lokungibona ngingena ngihola nje lesibili nta, futhi wamemezela ukuba lemvukuzane. Futhi-ke itsho kanje inkosi wasiliswa. Futhi wavuka, futhi kwakulihola lesibili nta, futhi umoya wenkosi wehla phansi, futhi lapho lelo phupho aba lalo. Futhi inkosi yapha ingcazelo, futhi wasiliswa khona lapho endaweni khona lapho esasikhangele khona. Kumangalisa okunganani! Akangenelisi ukucabanga ibizo lakhe. Ngubani? Ngubani ibizo lakho dade? Walton, dade Walton ohlezi ngemuva ngale. Ungasukuma nje dade Walton. Ngifuna ukukubuza ukuthi uzwa njani. Amen. Lokho kuhle, kulungile, futhi kuhle. Muhle kakhulu ukusibusisa ngaleyo ndlela. Ngakho sikhangelele okwedlulisileyo okuningi okwesilinganiso sikaNkulunkulu esikhulu. Udokotela wayemfihlele lokhu, wamtshela ukuthi wayephefumula ngohlangothi lunye. Okwakuyikho, imvukuzane yayisikhulile indawo yonke, futhi yaquma ukuphefumula okwalolu hlangothi lwephupho. Uyabona, awungeke ubone imvukuzane nge-X-ray, ngoba imvukuzane yisicucucu ngokwayo, futhi yimpilo. Futhi wena nje ukhanyela ngale kwemvukuzane nge-X-ray awuyiboni. Futhi kodwa inkosi sibili isizama lapho, futhi zayikhangela ngokwethu ngamehlo ethu uqobo. Sayikhangela ihamba, futhi sayibona isuka ngamehlo ethu uqobo. Ngakho silokubonga kakhulu ngalokho. Futhi manje lisikhulekele manje liviki lapho sesihambile. Futhi umfowethu Nevile mhlawumbe uzathathela lapho engijiye khona okwenkonzo yangolwesithathu ebusuku. Lingakweqi manje kulokhu kulandelana okukhulu kwebhuku lesambulo. Ngiyazi umkhuleko omningi onikiweyo, futhi siyazi ukuthi uNkulunkulu uyezwa imikhuleko, kodwa thina lokhu kusa sifuna ukunika umkhuleko omncinyane phambi kokubalwa kwebhuku. Manje loba nguphi umuntu owenelisayo angabala ibhuku ngalindlela kumbe angalivula ngalindlela, kodwa kuthatha uNkulunkulu yedwa ukuvula ukuzwisisa, ngoba nguye kuphela ongakwenza. Ngakho kasikhothamiseni amakhanda ethu okwesikhatshana nje. Manje Baba, ebizweni lendodana yakho ethandekayo iNkosi uJesu, sibuya ngokuzithoba kakhulu manje ukuzehlisa njengenceku zakho ukuthi uzakhuluma ngakithi. Soka indebe ezikhulumayo lendlebe ezizwayo ukuze ilizwi likhulunywe nguNkulunkulu futhi lizwiwe ngomoya ebantwini. Siphe khona Baba, makathathe ilizwi likaNkulunkulu futhi alichumayeze kithi njengoba silesidingo, ngoba siyakucela ebizweni lakhe lokwenkazimulo yakhe. Amen. Manje sivala lokhu kusa, siyatadisha, kasichumayeli, siyatadisha nje leli bhuku lamaHebheru. Bangaki abalikholisayo? Oh, sibalesikhathi esihle. Futhi manje sitadisha nje umbhalo phezu kombhalo. Kufanele lonke iBhayibheli lonke liyabophana ndawonye. Kakulalizwi elilodwa elingaphandle kwendawo yalo, ngalibe kwendawonye ngomoya ongcwele. Manje umuntu uthe iBhayibheli liyaziphikisa, ngifuna ukukubona. Ngibuzile iminyaka engamashumi amabili lanhlanu ngalokho, futhi kakula muntu osowake wakutshengisa lamanje. iBhayibheli kaliphikisani. Ngakunjalo akusilo iBhayibheli. Omkhulu uJehova ongelamkhawulo wayengeke aziphikise ngokwakhe uqobo. Ngakho akula kuphikisana eBhayibhelini, ikungazwisisi kwabantu nje. Manje okwesisekelo esincinyane, size sibuyele emuva. Manje ibhuku lamaHebheru labhalwa nguPawuli ongcwele kumaHebheru. Wabhala elinye kwabase-Efesu, labo kwakungabantu abase-Efesu, ibandla lamaKristu, elilodwa kwabaseRoma, eRoma, futhi elinye kwabaseGalathiya, futhi elinye kumaHebheru. Manje siyananzelela ukuthi uPawuli engumfundisi weBhayibheli okokuqala, yikho lokho esikufundileyo ukuthi wahlala phansi kukamfundisi omkhulu, omunye wabakhulu bosuku lwakhe, uGamaliyeli. Futhi wayegxile kakhulu kuTestamente elidala, wayelazi kahle, kodwa waba ngumhlukuluzi wendlela okwakuyindlela kaKristu, ngoba wayefundisiwe kuTestamente elidala ngaphansi kwabafundisi. Kodwa abafundisi ngokuvamileyo ngenyama, ithemba angikhulumi lutho olungalunganga. Kodwa ngokuvamileyo, nga umuntu nje elemfundiso lendlela yezikolo, kuvame ukuba ngokwenziwe ngumuntu. Bona, akuphefumulelwanga ngoba kuba imfundiso yesikolo. Silakho lamuhla, Presbyterian, Lutheran, Pentecostal, zonke lezi zikolo zile mibono yazo. Futhi nje bayagoqela imibhalo kulokhu. Futhi kwakufana kuTestamente elidala, kodwa uPawuli efundisiwe kahle futhi esazi imibhalo ngelizwi. Kodwa uyabona imibhalo kungenani lokuthi uyazi kahle okunganani, nga umoya ungayiphilisi yona, khona-ke okulotshiweyo kuyabulala. Umoya unika impilo. Bona, kufanele kuphiliswe kumbe kwenziwe kuphile ngomoya. Nga umoya ungaphilisi ilizwi futhi ulenze libe qotho kuwe, khona-ke okulotshiweyo yinhlakanipho nje. Yikho lapho esilabaningi abazibiza ngokuthi amaKristu lamuhla, kumbe abazitsho ukuthi ngamaKristu lulwazi ngengqondo ngoKristu. Khona-ke sangena ekuthini, awu, kwakumele azwe olunye ulutho, futhi ubufanele wenze olunye ulutho, futhi o, siza kungena kukho konke lokho emva kwesikhatshana. Omunye bekumele amemeze, amaMethodist ayivame ukumemeza bengakabi lawo, amaPentecost ayemele akhulume ngendini bengakabi lawo. Futhi abanye babo abaqhaqhazeli babevame ukuqhaqhazela. Yebo, abadala babehamba phezulu laphansi, amadoda kolunye uhlangothi, abafazi kolunye, bona abaqhaqhazeli. Khona-ke umoya ongcwele wabuya phezu kwabo futhi wabaqhuqhisa baba lawo. Kodwa konke nje yikuhlanyiseka, kakulalutho lwalo oluliqiniso. uNkulunkulu uphila elizwini lakhe. Ukholo luza ngokuzwa, ukuzwa ilizwi. Ngokukholwa usindisiwe ngomusa. Hathi ngolunye ulutho, loba uyaqhaqhazela, kumbe ukhulume ngendimi, kumbe loba yini okuthatha indawo. Lokho akulani lokho kwenza kikho la kancinyane. UJesu wathi, lo ozwayo amazwi ami futhi akholwe kuye ongithumileyo, ulempilo elaphakade. Lo ozwayo ilizwi lami futhi akholwe, uphilisiwe kuye, ulempilo elaphakade. Nankoke, akulandaba ukuthi yini okuncinyane okwenzayo. Manje kangimelani lokuqhaqhazela, kumbe ukukhuluma ngendimi, kumbe ukuqhaqhazela. Oh, lokho kumemeza, lokho kulungile, lokho kuhle. Kodwa lezo izifanekiso kuphela, bona. Ngingakunika i-apula esihlahleni, futhi ulokhu ungelaso isihlahla. Bona, wena, izifanekiso. Ukuqamba amanga, ukuntshontsha, ukunatha, ukubhema, ukugembula, ukufeba. Lokho akusikho sono. Lezo izifanekiso zokungakholwa. Bona, yikho lokho wena, wenza lokho ngoba uyisoni. Bona. Kodwa kuqala uyisoni, yikho lokho okwenza ukwenze lokho. Ngoba kawukholwa. Futhi nxa ukholwa, khona-ke kawenzi lokho. Khona-ke ulothando, intokozo, ukuthula, isineke, ukulunga, ukuthambeka, ubumnene, ukubekezela. Yiso isithelo sikamoya ongcwele. Bona. Ngakho silezinto ezincinyane, amadlabuzane amancinyane. Kungenxa yokuthi umuntu wasuka kwendala indlela ejwayelekileyo yelizwi. Ilizwi, ukholo luza ngokuzwa. Ngakho lapho uPawuli, uNkulunkulu wakhetha uPawuli, umuntu wakhetha uMathiyasi. Lapho baphosa inkathe, kodwa kazange enze lutho. Lokho kutshengisa ukuthi ngamandla bani ibandla elilawo khonake. Ukwenza ukhetho, ukukhetha amadikoni abo, futhi bathumele abatshumayeli babo endaweni ezehlukeneyo. Lokho ngokwenyama izikhathi eziningi. Umuntu akahambe lapho uNkulunkulu amkhokhelela ukuthi aye khona. Ngiyakuthanda lokho, nxa abantu emhlanganweni omkhulu besithi nje, awu, nanti ibandla elihle, lumfowethu wakhe ibandla elihle, futhi silencelebana encinyane, baza kumthumela kuleli bandla. Abananzeleli ukuthi bayazibulala, bona. Indawo yokuqala, nxa lowo muntu esiya phakathi lapho, angeke agcwalise indawo yaleyo ndoda. Khona-ke, benza ibandla libe buthakathaka, ukuzama ukutshengisa isisa encelebaneni. Uhlezi kungaleyo ndlela. Kodwa ngikholwa ngamandla okuzibusa ebandla linye ngalinye. Yebo, yeka ibandla ngalinye lizimele, likhethe abelisibalo, amadikoni alo, okwalo, loba yini okuyikho. Futhi-ke ngaleyo ndlela, indoda phakathi lapho ayila bhishophi phezu kwayo, umoya ongcwele efuna ukukhuluma ulutho kulelo bandla, abadingi ukuba babuze loba ngubani mayelana lokuba bengenza lokhu kumbe benze lokho. Kungumuntu ngamunye exhumana lomoya ongcwele. Ngitshengise ngeBhayibhili, lokho okukhulu eBhayibhilini, ukwedlula omkhulu webandla lendawo. Kunjalo, yebo mnumzana, ukuzibusa kwebandla lendawo, ibandla linye ngokwalo. Manje ubuzalwane, kuyamangalisa lokho. Amabandla wonke kumele abe phakathi kobuzalwane njengalokho ndawonye, kodwa ukuzibusa kwebandla lendawo. Nanzelela, uPawuli engumfundisi omkhulu, ofundiswe kuhle, esendleleni yakhe esiya eDamaseko ngolunye usuku, ukubopha abantu ababe kulindlela entsha. Manje wayephelele. UNkulunkulu akakwahluleli ngokuphelela kwakho. Angikaze ngibone abantu abaphelele kakhulu ukwedlula amahedeni. Abaningi babo babulala labantwana babo ngeze ukunikela ezithombeni. Akusikho ukuphelela. Umuntu engathatha i-carbolic acid ephelele, ecabanga ukuthi uthatha olunye ulutho. Ukuphelela akukusindisi, kulendlela ekhangeleka ilungile emuntwini, kodwa ukuphela kwayo kuyindlela yokufa. UPawuli wayephelele lapho esipha ubufakazi ngamandla akhe uqobo, ukukhanda ngamatshe uStefani. Ngokuya kweminyaka, ngithanda ukuxolisa kukaPawuli, wathi, angifanelanga ukubizwa ngokuthi umfundi, kumbe ukubizwa ngokuthi umpostoli, ngoba ngahlukuluza ibandla kwaze kwaba sekufeni. Ngokuphelela, futhi endleleni yakhe esehla wangena esehlakalweni umoya ongcwele waphuma ensikeni yomlilo enkulu futhi yampumputhekisa manje sidlule kulokho leyo nsika yomlilo yayinguKristu
And he's the same pillar of fire that led the children through the wilderness.
Futhi uyinsika yomlilo efanayo eyakhokhela abantwana enkangala. UKristu wayenguNkulunkulu, futhi uNkulunkulu wayenguKristu. UNkulunkulu wenziwa waba inyama, futhi wahlala emzimbeni wenkosi uJesu.
God was in Christ.
UNkulunkulu wayekuKristu, ebuyisana lomhlaba, etshengisa lokho ayeyikho.
In the Bible back here in the farmer
eBhayibhelini emuva lapha endimeni zakuqala ebesizibala ukuthi wazenza wabaphansi kulezi ngilosi wathatha isimo hathi esengilosi kodwa wathatha isimo senyama ingilosi zazingawanga kazidingi ukuhlengwa inyama yayiwile abantu futhi babefuna ukuhlengwa ngakho emithethweni emidala indoda ukuba ngumhlengi okokuqala wayemele abe isihlobo ibhuku elikhulu likaRuthe esangena kilo lapha isikhathi esedluleyo lokuthi kanjani uNkulunkulu engumoya wenziwa isihlobo lathi ngokuba ngomunye wethu ukuze asihlenge futhi asiphe impilo elaphakade kwakufanele abe yithi ukuthi thina ngomusa sibe njengaye futhi siyathola insika yomlilo yakhokhela abantwana bako-Israyeli futhi lapho isenziwa inyama lapha emhlabeni siyamuzwa ekhuluma ngolinye usuku futhi watsho ukuthi wayeyinsika yomlilo bathi utsho ukuthi umkhulu kulobaba wethu u-Abrahama
He said before Abraham
wathi engakabi khona u-Abrahama nginguye ngubani owaye nginguye insika yomlilo esihlahleni esivuthayo isikhumbuzo esiqhubekela phambili kuso sonke isizukulwana
not only that generation but this generation
hathi leso sizukulwana kuphela kodwa lesi isizukulwana insika yomlilo efanayo futhi silokubonga lokhu kusa ukuthi silawo lomfanekiso wayo ukuthi akaguqukanga ungongafiyo olaphakade lobusisiweyo wenza izinto ezifanayo manje lezo azenzayo ngaleso sikhathi lokuthi kusenza sijabule okunganani kodwa uPawuli engakemukeli lesi sehlakalo esazi ukuthi ingilosi yenkosi yayiyinsika yomlilo okwakunguKristu awu wayeyingilosi yesivumelwano okwakunguKristu uMose wacabanga ngcono ukuthi wakhetha ukuthi ahlupheke izinhlupho labantu bakaKristu nokukhokhelwa nguKristu kulamagugu onke aseGibhithe walandela uKristu owayesesimweni sensika yomlilo khona-ke uKristu wathi ngavela kuNkulunkulu lapho elapha emhlabeni ngiyabuyela kuNkulunkulu emva kokufa kwakhe ukungcwatshwa ukuvuka umzimba okhazimulisiweyo ohlezi esandleni sokunene sophezu konke ukunxusela uPawuli wambona njengensika yomlilo njalo ukukhanya okwaphumputhekisa amehlo akhe phose yamtshaya waba isiphofu uPetro wambona engena entolongweni njengokukhanya futhi wavula iminyango phambi kwakhe lapho ephuma siyathola ukuthi wayengu-Alpha lo-Omega owokuqala lowokucina futhi nangu elapha lathi lamuhla esenza izinto ezifanayo lezo azenzayo ngaleso sikhathi ezenza abonakale kithi ekutshengisa emhlabeni wezesayensi
Oh
kuleli hola elikhulu lobumnyama futhi lengqube phezulu komhlaba kumele sibe ngabantu abathokoza kakhulu emhlabeni wonke ukuthokoza ukwazi isikhathi sonke lapho abantu bephiwa imfundiso lazo zonke inhlobo zezinkolo lezinto emhlabeni futhi kanti lamuhla oqotho uNkulunkulu ophilayo ngelizwi lakhe futhi ngokubonakala kobufakazi bakhe kusitshengisa ukuthi ulapha kanye lathi esebenza ehamba ephila esenza khona kanye njengalokhu ayehlezi ekwenza singabantu abalethuba okunganani esiyibo ukuba lalokhu kufanele iBhayibheli lathi khona-ke kusahluko 2 kumele sibambisise izinto lezi ngoba sizaphepha kanjani nxa sidelela usindiso olukhulu kangaka. Manje sibuya ukufumana phambi kokuba uPawuli engakemukeli leso sehlakalo. Manje siyakutshayelela. Manje loba luhlobo bani lwesehlakalo osowake waba laso bandla. Ngifuna ukulibuza enye into. Kungelani lokuthi kukhangeleka kuhle okunganani, kukhangeleka kuqotho okunganani, kumele kuhlolwe kuqala ngeBhayibhili izikhathi zonke elizwini. Ningakuthiyi lokho kuloba yiluphi uhlobo lwesehlakalo. Futhi uPawuli ngaphambi kokukwamukela wahamba phansi e-Arabhiya, futhi lapho wahlala iminyaka emithathu ehlola isehlakalo lesi ngelizwi. Futhi lapho ephenduka wayeqinisekile, akulalutho olungamkhathaza ngoba wayeqinisekile elizwini enganyikinyeki. Futhi lapha kulapho achibilika khona manje ukutshengisa kulawa maHebheru lezo zinto ezinkulu ezakhulunywayo ngetestamente elidala zabonakaliswa kuJesu Kristu kuyinkazimulo bani. Manje isonto edlileyo kumbe ngolwesithathu olwedlileyo, umfowethu Nevayili phakathi lapha kusathiko 5 watshaya indawo eziphakemeyo ngoba kuyisahluko esimangalisayo. Futhi simthola esebenza kusahluko 4 ngesonto edlileyo ngesabatha, ukugcina isabatha. Lileqiniso lokhu kusa, liyakwazi ukuthi ukugcina isabatha kuyini? Nxa likwazi wothini ameni. Isabatha yikuphumula lokho esingena kukho, hathi ngosuku, hathi ngomthetho, kodwa ngokungena kuKristu okulisabatha lethu, ulisabatha lethu. Sangena kukho konke kuTestamente elidala, futhi satshengisa ukuthi isikhathi siza kuza lapho ilizwi liza kuza, umzila phezu komzila, umthetho phezu komthetho. Futhi wayefakaze ukuthi sangena ekuphumuleni kwakhe ngosuku lwePentekosti, ngoba lokhu kuzabangela abadiniweyo ukuba baphumule, bakhawule. Siyathola ukuthi uNkulunkulu walinganisa usuku kuDavida ngosuku lwesikhombisa, futhi uNkulunkulu waphumula ngolwesikhombisa, wakunika kubantwana bako-Israyeli enkangala, futhi njalo walinganisa usuku. Lusuku bani olwaluyilo? Usuku oluthile evikini, usuku lapho usizwa ilizwi lakhe, ungenzi lukhuni inhliziyo yakho, yilo usuku angena khona ukukupha ukuthula okulaphakade, isabatha elaphakade. Awuhambi ebandleni ngesonto ukuba ngowenkolo, khona-ke lapho uzalwa ngomoya kaNkulunkulu ungena ekuphumuleni. Nini, akusela okokugcina isabatha, usesabatheni njalo, nini, futhi laphakade imisebenzi yakho yomhlaba isiphelile, kutsho iBhayibhili, futhi usungene kulokhu ukuthula kwakhe okubusisekileyo. Lezi izahluko ezinhlanu zakuqala zikubeka endaweni uJesu njengomphristi omkhulu. UNkulunkulu ngezikhathi zendulo langezindlela ezithiyeneyo wakhuluma kubobaba ngabaprofethi, kodwa kulolu suku lokugcina ngendodana yakhe uJesu, isahluko 1 indima 1. Khona-ke kuqhubeka kusehla kusiya ekugcineni kwesahluko 5 siyamthola emelwe njengoMelkizedeki, owayengela kuqala kwensuku engela kuphela kwempilo, kodwa ngokuqhubeka engumpristi nini. Cabanga ngakho, yayingubani indoda enkulu? Siza kuthola kokungaba ezinye izahluko ezimbili. Impilo yakhe yonke siza kutadisha indoda enkulu eyahlangana lo-Abrahama, ongazange abe lobaba, ongazange abe lomama. Akazange abe lesikhathi lapho aqala khona ukuphila, kumbe akasoze abe lesikhathi aza kuphetha khona impilo. Futhi wahlangana lo-Abrahama evela ekubulaweni kwenkosi. Nanzelela lindoda enkulu, loba wayengubani? Lokhu esaphila, wayengela siphetho sempilo, kwakunguKristu ahlangana laye. Siya ekutadisheni okujulileyo kwalokho ngensuku ezilutshwane. Manje sifuna ukuqalisa lapha kusahluko 5 manje, okwesisekelo nje esincinyane singakatshayi esesi-6, ngoba kungenye into emangalisayo sibili. Khangelisisani, sizaqala phose indima 7 yalesi sahluko. Aw, akasiqaliseni kundima 6. Njengoba esitsho futhi kwenye indawo, wena ungumpristi kuze kube phakade ngokohlobo lukaMelkizedeki. Owathi ensukwini zakhe zenyama yakhe, lapho esenikele imikhuleko kanye lokunxusa, elokukhala okukhulu, inyembezi ngakunguye owayelamandla okumsindisa ekufeni, futhi wenziwa ngenxa yokwesaba. Loba wayeyindodana, kanti wafunda ukulalela ezintweni ahlupheka ngazo. Manje nanku lapha engifuna ukufika khona, lindima 9. Lalelani, ngithemba umfowethu Nevayili ukuchayile ngolwesithathu, ngangingekho lapha. Aw, lalelani.
And being made perfect, he became the author of eternal.
Futhi esephelelisiwe, waba ngumsunguli wosindiso olulaphakade. Yibo bonke abamlalelayo, ebizwa nguNkulunkulu ngokuthi umpristi omkhulu ngokohlobo lukaMelkizedeki. Esilokuningi esingakutsho ngaye. Siyakuthiya lapho kulokhu, ngoba siza kuthatha uMelkizedeki ngobusuku obulutshwane. Manje siza kuqalisa kulokhu, ukudadisha kwethu, esikwejwayeleyo. Ngiyafisa ngizabala nje konke okwalokhu okwesikhatshana, indima 11. Lo esilokuningi esingakutsho ngaye, okulukhuni ukukukhuluma, lokhu selaba buthundu ekuzweni. Ngoba lapho isikhathi ebelifanele ukuba ngabafundisi, linaliswela futhi ukuthi kube khona olifundisayo ukuthi ziyini izimiso zakuqala zamazwi kaNkulunkulu, selingabafanele uchago esikhundleni sokudla okuqinileyo. Ngoba wonke odla uchago kalalwazi olupheleleyo elizwini lokulunga, ngoba uyingane. Oh, ngithemba lo moya ongcwele ukuthethe lokho phansi ngangaphansi kwenu manje. Ngoba yena lo osebenzisa uchago akalalwazi elizwini lokulunga, ngoba uyingane. Ungapha ingane inyama eqinileyo uyayibulala. Yiso isizathu abantu abaningi besithi, angikukholwa lokho, futhi bahambe. Lokhe besaze zingane, abangeke nje bazwisise, abangeke babambe lelo qiniso, liyababulala. Ezinkulu izinto ezilamandla ibandla okumele libe zazi lamuhla, kodwa awungeke ulifundise. Bayakhubeka ngazo, kabakwazi ukuthi benzeni ngazo. UPawule ekhuluma kuleli qembu lamaHebheru, kanti izifundi akhuluma kizo manje, izifundi ezifundiswe kahle. Siyakuthola lokho esikhatshaneni esilutshwane, ezifunde kakhulu sibili. Kodwa imfihlakalo kamoya ejulileyo, ibandla lokho eliphumputhekisiwe kuyo, wathi, lapho usufanele ukube ufundisa abanye, lokhu usaseyingane. Oh, ngiyazi kulabaningi abaphakamayo futhi baphume futhi bathi, oh, kangidingi ukuya ebandleni njalo futhi. Makadunyiswe uNkulunkulu, umoya ongcwele usebuyile, ungumfundisi. Lapho uthola lowo mqondo, kawulunganga nje. Ngoba kungani umoya ongcwele wabeka abafundisi ebandleni nxa wayeza kuba ngumfundisi? Bona, kukhona kuqala abapostoli, abaprofeti, abafundisi, abavangeli labelusi. Umoya ongcwele wabeka abafundisi ebandleni ukuze afundise ngalowo mfundisi. Futhi nxa kungayisikho ngokwelizwi, uNkulunkulu akakuqinisi. Khona-ke akusilo hlobo lwemfundiso eqondileyo. Kumele kuqathaniseke leBhayibhili lonke futhi kube ngokuphilayo lamuhla njengalokho okwakuyikho ngaleso sikhathi. Nanso into eqotho ibonakalisiwe. Manje nanzelelani. Kodwa ukudla okuqinileyo kungokwalabo abakhulileyo, loba labo ngokucabangisisa sebesebenzise ingqondo ngokwejwayela ekudaluleni konke okuhle lokubi. Bayakwazi lokho okuhle lalokho okubi ngokudalula. Manje nanzelelani, siqala manje esifundweni sethu lesi sisekelo esikhulu manje, asihambeni kundima 1. Ngakho-ke sichiya izinto zakuqala zemfundiso kaKristu. Kuyini akutshoyo? Zonke lezi izahluko ezinhlanu zakuqala zibekwe kuKristu ukutshengisa ukuthi yena ungubani. Manje sichiya lezo zimiso zemfundiso kaKristu. Kuyini esimthole yikho? Samthola enguJehova uNkulunkulu omkhulu ebonakaliswe enyameni. Simthola ukungabi ngumprofeti, kodwa ukugcwala kobuNkulunkulu ngokomzimba. WayenguJehova enziwe inyama, futhi umzimba. UJesu wawumthwele kuphela. UNkulunkulu ehlala emuntwini. UNkulunkulu ebuyisana lomuntu ngomuntu ngokuzalwa yintombi wendodana yakhe uqobo, futhi uJehova umoya wahlala kuye. Manje bangaki abakhumbula imfundiso ngobuNkulunkulu ukuthi sabuyela njani emuva, futhi sathola uNkulunkulu njengomchilo wamakhosikazi omkhulu ngomoya wonke owahlukileyo ukuthi wawunjani, futhi-ke ilogosi yaphuma kuNkulunkulu eyaba yitiyofani, futhi lokho kwakusesimweni somuntu. Futhi uMose wayibona isedlula eliweni ledwala, futhi-ke leyo tiyofani yenziwa yaba yinyama yomuntu ngempela. UKristu. Lokuthi sathola njani ukuthi thina ngomusa wakhe silempilo elaphakade. Manje ibala nininini lingokwebanga, okwebanga lesikhathi. Lathi eBhayibhilini nininini la nininini ukubambanisa, kodwa nininini kutsho kuphela isikhathi, kodwa laphakade kutsho nininini. Futhi kuphela yonke into eyayilesiqalo ilesiphetho, kodwa izinto ezazingelasiqalo kazilasiphetho. Ngakho uNkulunkulu wayengelasiqalo futhi akalasiphetho. Futhi-ke njalo uMelkizedeki umpristi omkhulu njengomuntu wayengelasiqalo futhi akalasiphetho. Futhi lapho thina ngaleyo tiyofani ukuthi senziwa emfanekisweni kaNkulunkulu umhlaba ungakadalwa, lapho leyo tiyofani isiyenziwe yaba yinyama futhi yahlala phakathi kwethu, khona-ke ngokufa kwakhe thina ngokwethu samukela umoya wakhe, futhi asilasiphetho impilo elaphakade, hathi ingilosi, kodwa amadoda labafazi. Ngenye indlela nxa ngingakuthola ngaleyo ndlela abalaleli bami ibami abangakubamba ngayo, awusoze ube ingilosi. UNkulunkulu wenza ingilosi, kodwa uNkulunkulu wenza umuntu, futhi lokho uNkulunkulu akwenzayo kusuka kuNkulunkulu okungokulaphakade, njengalokho uNkulunkulu ayikho. Futhi umuntu ungulaphakade njengomdali wakhe, ngoba wenziwa evela elaphakadeni. Kodwa isono silesiphetho, ukuhlupheka kulesiphetho. Ngakho-ke akungeke kube lesihogo esilaphakade. Kulesihogo umlilo lesibabule, siyakwazi lokho, kodwa kakulasihogo esilaphakade. Kulohlobo olulodwa kuphela lwempilo elaphakade, futhi lolo ngolukaNkulunkulu. Nxa uza kuhlupheka okwanininini ule mpilo elaphakade. Isihogo silesiphetho, kungaba yiminyaka engamabhiliyoni, kodwa sizafika emaphethelweni. IBhayibhili kalitsho loba ngaphi ukuthi bahlupheka laphakade. Lathi nininini la nininini, uJona wacabanga ukuthi wayesesifini sensika bayitshiye nininini layo. Nininini kulesibanga kumbe isikhathi esilinganisiweyo, kodwa ilaphakade, iyaqhubeka, ayilasiqalo kumbe isiphetho. Kunjengendingilizi, isigombolozi. Futhi lapho isikhathi sethu siqhubeka sisekuzungezeni kuphela kunjongo ezinkulu zikaNkulunkulu. Injongo kaNkulunkulu kwakuyikwenza umuntu emfanekisweni wakhe, ukudlelana laye, futhi wamenza waba ngumuntu obambekayo. Manje isono sasiletha endaweni yokubola, kodwa lokho akumisi uhlelo lukaNkulunkulu. Futhi mngane oyisoni lamuhla, nxa ungazalwanga kutsha ngomoya kaNkulunkulu, ulesiphetho kwenye indawo. Futhi isiphetho sakho ingcube, ikuchitheka lokuhlupheka losizi. Kodwa kini elikholwa enkosini uJesu, futhi lamukela ofanayo njengomsindisi wenu oqondene lani. Kungokulaphakade njengalokho uNkulunkulu elaphakade. Awula siphetho. Ngibanika izowi elaphakade, impilo kaNkulunkulu uqobo. Futhi abasoze babhubhe kumbe bangene ekwahlulelweni ngitsho. Kodwa sebedlule ekufeni baya ekuphileni. Yikho lokho ayeyikho, yikho lokho akubuyelayo. Manje uJesu ekubuyeni kwakhe ngobupristi bakhe kazange abuye ukuzoba lozwelo nje. Abantu abaningi bakufundisa kanjalo ukuthi wabuya esithi, awu, mhlawumbe nxa ngihlupheka ngiza kuba ngokhangelwa okuzwisa usizi. Uthi abantu ngeqiniso baza kuza kimi. Liphutha lelo, akula mbhalo walokho. Ngoba wonke umuntu oza kusindiswa, uNkulunkulu wabazi umhlaba ungakabunjwa. IBhayibheli latsho njalo, uNkulunkulu kathandi manje ukuthi loba ngubani abhubhe. Ubafuna bonke babuye ekuphendukeni, kodwa enguNkulunkulu ngokwazi ngaphambili. Wabakwazi. Khangela kwabaseRoma isahluko 8, uPawuli wayebambelele phezulu lapho ekhuluma mayelana ngokhethwe likaNkulunkulu ukuthi u-Isawu noJakobe ingane ngayinye ingakazalwa kumbe loba yini. uNkulunkulu wathi wabazi futhi wazonda u-Isawu futhi wathanda uJakobe ngaphambi kokuba umfana ngamunye esiba lethuba lokutshengisela ukuthakazelela kwabo. Ngoba wayenguNkulunkulu, uyakwazi akala mkhawulo, nxa engela mkhawulo, wazi indwebundwebu yonke, impukane yonke, ubudununu bonke, into yonke eyayiza kuba emhlabeni. Wayeyazi ungulo ongela mkhawulo, ulaphakade ongafiyo, uNkulunkulu obusisiweyo, olamandla wonke, ukhona ndawo zonke, okwazi konke. Akula lutho angalwaziyo. Yiswa isizathu engakhuluma lokho, isiphetho esiza kuba yikho. Wakwazi isiphetho kusukela ekuqaleni. Okuyibuprofethi nje lulwazi lwakhe. Uligqwetha kakhulu, ungumahluleli futhi ukhuluma nje kugqwetha okunye kwenhlakanipho yakhe. Futhi yikho lokho isiprofetho esiyikho, lokho angakukhuluma ngaphambili. Ngoba uyakwazi lokho okuza kuba khona. Manje nango uNkulunkulu esimkhonzayo, hathi uNkulunkulu wembali, hathi njengamabhuda lamaMohammed lokunjalo. Kodwa uNkulunkulu ondawo zonke, khona manje lapha lokhu kusa kuleli tabhanekeli khona manje. UJehova omkhulu nginguye owazibumba ekuzehliseni ukuthatha isimo senyama elesono. Nango elapha, nguye owakuhlengayo. Akungeke kube lomunye loba ngaphi loba siphi isikhathi ongakwenza. uNkulunkulu kazange abe labantu abathathu phezulu le, futhi wathumela omunye wabo, indodana yakhe. KwakunguNkulunkulu ngokwakhe esiza esimweni sendodana. Indodana ilesiqalo, futhi indodana yayilesiqalo. Ukuthi abanye benu bantu beKatolika abathandekayo, ngile bhuku lenu amaqiniso okholo lwethu lathi ubudodana bukaNkulunkulu obulaphakade, uzalichaza njani lelo lizwi? Uzalenza lizwisiseke kanjani? Lingaba kanjani ngokulaphakade? Lelo kayisilo Bhayibhili, libhuku lenu lelo ubudodana obulaphakade. Kaba lelo lizwi aliqondanga, ngoba yonke into eyindodana yayilesiqalo, futhi iphakade kayilasiqalo. Ngakho akusikho budodana obulaphakade. UKristu waba yinyama futhi wahlala phakathi kwethu. Wayelesiqalo, kwakungela budodana obulaphakade. YibuNkulunkulu obulaphakade, hathi ubudodana. Manje wabuya ukuzosihlenga futhi wasihlenga. Manje uPawuli efika lapho engileqiniso ukuthi ezifundweni ezedluleyo lakuzwisisa. Siza kungena kikho njalo esinye isikhathi, iNkosi ithanda, indima ngendima nje. Manje ngakho-ke sisiba sichiya izimiso zemfundiso kaKristu, kasiqhubekeleni kokupheleleyo. Lokho kuyakhubekisa, kakukwenzi na? Kasenzeni ini? Kasiqhubekeleni kokupheleleyo, singabeki njalo izisekelo. Khangelani lokhu, kasithatheni leli lizwi ukuphelela. Ngiyakwazi ukuthi kulendlela eyodwa kuphela eliza kuma ngayo ebukhoneni bukaNkulunkulu. Lokho yikuphelela. uNkulunkulu angeke amele izinto ezingangcwele. futhi lina abomthetho lingaziphelelisa kanjani ngokwenu lapho lingela ngisho into eyodwa eyokuziphelelisa ngayo? Lazalelwa esonweni, ukubunjwa kwakho uqobo kwakusesonweni, isifiso sakho impela sokuba lapha kwakuyisono. Wazalelwa esonweni, wabunjelwa ebubini, wabuya emhlabeni ukhuluma amanga. Manje kungaphi lapho oza kuma khona? Ungaphi soni? Hathi ngizatshiya kubhema, ngizakuya ezulwini. Ungaphi obuthukuthuku, okudala, obizwa ngokuthi mKristu, ohamba ngalapha lobuso obude futhi usithi, ukuthi awu, ngingowebandla, wena soni. Kunjalo, ngaphandle uzelwe ngomoya kaNkulunkulu, ulahlekile. Kuliqiniso. Uzakuya njani ezulwini? Wena uthi, angikaze ngiqambe amanga empilweni yami. Oh, isithandwa, kwakuyingilosi kwasekuqaleni. Lawo ngamanga. Ayila ndaba ukuthi umuhle okunganani. Uyisoni. Futhi awulanto eyodwa, akula mpristi, akula bishopi, akula kardinali, akula papa. Loba enye into engakusinjisa. Ngoba usesimweni sinye okuso. Siyangena kukho ngemizuzu emilutshwane. Esimweni esifanayo, waye upapa weRoma, wazalelwa esonweni, wabunjelwa ebubini, wabuya emhlabeni ekhuluma amanga, wazalwa ngesifiso sasemacansini sendoda lomfazi. Uza kuthola ngapi ukulunga kulokho na? Ubaba wakhe nomama bazalwa ngendlela efanayo, futhi bazalwa ngendlela efanayo logogo wakhe lokhulu, futhi kusiya emuva. Kuyisono kwasekuqaleni. Ngakho ngubani ongathi ukuthi lokhu kungcwele lalokho kungcwele? Kulento eyodwa kuphela engcwele. Lo nguJesu Kristu, indodana kaNkulunkulu ophilayo, ophelelisiweyo. Futhi isidumo sethu yikuphelela. Manje sizakuba yikho kanjani? Uzame ngokwakho. Ngingazonda ukuzama ukufika ezulwini ekulungeni kokuthi ngizelwe imizuzu emihlanu edluleyo futhi ngiphuma emhlabeni khona manje. Ngingalahleka nxa ngingakaze ngibe lomcabango omubi empilweni yami, nxa ngingakaze ngikhulume ilizwi elibi empilweni yami, nxa ngingakaze ngikhangele loba yini embi, ngingakaze ngicabange loba yini okubi kumbe ulutho. Ngingobolileyo futhi ngimnyama njengemiduli elemisizi yasesihogweni. Ngiyisoni. Ngingabuya empilweni futhi ngihlale ngikhiyelwe ekamelweni futhi njengabanye odade besikhameli kumbe enye into, futhi ngingaboni umhlaba, ngihlale phakathi lapho futhi ngikhuleke impilo yami yonke, ngiyenze okuhle, ngizalwe ngingusomazigidi futhi nginike abayanga konke engilakho, futhi ngilokhu ngiyisoni, futhi ngizakuya esihogweni. Yebo mnumzana, ngingajoyina ibandla le-Lutheran, Baptist, Pentecostal, Presbyterian. Lapho ngisebhukwini lamabizo abantwana, futhi ngiphile ngithembekile kulelo bandla uze kube yiminyaka elikhulu, futhi impilo yami ithathwe, futhi kungela muntu ongakhomba umuno wabo kini ukuthi athi wake waba lokhu njengomcabango omubi. Ngizabuya esihogweni ngeqiniso njengoba ngimile. Ngiyisoni, lokho kuqondile. Angilalutho, akulandlela ngitho engangithola loba iphi inhlawulo yokubhadala. UNkulunkulu wayedinga ukufa, futhi nqa nginikela impilo yami uqobo, nqa nginikela impilo yami khona-ke ngingaphenduka kanjani? Ngoba wena isikwelede kumele sibhadalwe kuqala, futhi uNkulunkulu wayenguye yedwa kuphela owayengabeka impilo yakhe phansi futhi ayithathe njalo ukuze abe yisoni, futhi abeke impilo yakhe phansi futhi ayithathe, futhi akubize ngokuthi ukulunga, futhi isikwelede sesibhadelwe. Nanko-ke, manje kasivuleni kuMathewu okungaba isahluko 8. Ngiyakholwa kuyiso isahluko 7 kumbe 8. Sizabona lokho uJesu akuchoyo lapha. Kulungile. NguMathewu isahluko 5. Futhi uJesu echumayela ezibusisweni. Indima 47. Futhi kuba libingelela abafowenu bodwa, lenzani lina okukhulu okwedlula okwabanye? Kabenzi njalo labathelisi. Khangelani. Ngakho lina wobani ngabapheleleyo. Ini. Lina wobani ngabapheleleyo njengoba uyihlo osemazulwini ephelele. Lo kwakungumlayo kaJesu. Wobani njalo. Bathi, akula muntu ongaphelela. IBhayibheli lathi, akula opheleleyo. Nanko ukuziphikisa kwakho. Yikho na, kulungile. Kawungeke uphelele ngokwakho. Nxa uthemba kulokho owakwenzayo, ulahlekile. Ngakho wobani ngabapheleleyo. liphelele nje njengonkulunkulu ephelele. Manje ngakho wobani liphelele njengoyihlo wenu ezulwini ephelele. Ngakho ke manje isahluko 5 isahluko 6 samaHebheru. Ngakho ke sichiya izimiso zemfundiso kaKristu kasiyeni phambili ekupheleliseni. Manje lina Branham Tabernacle, oh ngiyazi silokhu siliswa. Lokho kuyamangalisa, sile mibono, oh, lokho kuhle, futhi lila maphupho kamoya, futhi kwezinye izikhathi, akusiwo maphupho kamoya, futhi kwezinye izikhathi uya, thina siyazama ukunceda abayanga, senza lokho esingakwenelisa, oh, lokho kulungile, kodwa akusikho lokho esikhuluma ngakho manje, sesingena kwesinye isigaba. Sichiya imfundiso. Oh yebo, sile mfundiso kaKristu. Siyakholwa ukuthi wayindodana kaNkulunkulu, izelwe yintombi. Siyakukholwa lokho, nazo zonke lezi izinto. Lokho kuyamangalisa nje. Kodwa sichiya lokho. Asiyeni phambili ekupheleliseni. Oh minabo, ngifisa ngabe bengilelizwi lengilozi enkulu manje, ukuletha lokhu endaweni lapho elingakubona khona. Manje uthi, sichiya yonke imfundiso kaKristu, wonke abesayensi yezenkolo, layo yonke isayensi yenkolo esiyaziyo, wonke ngobuNkulunkulu bukaKristu, ukuthi wayenguNkulunkulu njani, enziwe inyama. Zonke lezi ezinye izinto. UPauli uyaqhubeka ukuchasisa konke lapha ngemizuzu emilutshwane nje. Asikubaleni nje kancinyane singakafiki kikho. Sibeka futhi izisekelo zokuphenduka emisebenzini efileyo. Manje siyakukholwa lokho. Lokholo kuNkulunkulu. Siyakukholwa lokho. Futhi lemfundiso zobhapathizo. Ukuthi kumele ubhapathizwe kanjani nje. Siyakukholwa lokho. Lokubeka izandla. Siyakholwa ekubekeni izandla. Asikukholwa na, bona. Konke lokho sibili. Lokokuvuka kwabafileyo. Siyakukholwa lokho. Manje khangela. Uyabona lapha. Ukwahlulelwa kuyasetshenziswa lapha kade. Lokho kunini nini? Lapho ukwahlulelwa kukhulunywa ngoNkulunkulu. Kunini nini? Khona-ke akusayi kuba lokubuyisana emva kokwahlulelwa sekudlulile. Manje ungazwisisa kungani uNkulunkulu wayefanele athathe abakhe uqobo njengoba singakubiza umuthi wakhe uqobo lapho elahla umuntu ngokona. Indlela kuphela ayengakubuyisana ngayo kwakuyikuthatha indawo yomuntu ngokwakhe. Yiyo indlela kuphela angabuyisana ngayo kumbe asibuyisane thina kwakuyikuthatha indawo yethu. Futhi abe isoni, uNkulunkulu uJehova waba isoni, futhi wanikela impilo yakhe. Manje ungapha impilo yakho njengesoni, ukufela injongo. UPauli wathi, loba nginikela umzimba wami ukuba uthiswe njengomhlatshelo. Ngilokhu ngingayisilutho, ngoba akuyikusebenza. Bona, lapho usifa awusekho, ufa njengesoni, ulahlekile. Kodwa uNkulunkulu wehla phansi enyameni, futhi walahla isono enyameni, esenziwa inyama elesono, ngoba wayenguNkulunkulu olaphakade, futhi wavusa umzimba wakhe uqobo. Ngakho ungumlungisisi. Manje zonke lezi izinto, kasiyeni phambili ekupheleliseni, watsho uPauli. Manje ini, sokwahlulelwa okulaphakade, lokhu sizakwenza uNkulunkulu evuma, indima 3. Manje asiyeni phambili ekupheleliseni, uJesu wathi, wobani ngabapheleleyo njengoyihlo wenu ezulwini ephelele. Futhi thina sonke silahliwe, kungela ndaba lokuthi senzani, silahliwe. Sazalwa silahliwe, umama wakho lobaba bazalwa belahliwe. Abakho, bonke obabomkhulu bakho, bazalelwa esonweni, babunjwa ebubini. Ngakho, lali za kukuthola kanjani, za kuphelela kanjani. Nga ungakaze wenze ulutho, ungakaze untshontshe, ungakaze uqambe amanga, ungakaze wenze ulutho empilweni yakho. Ulokhu ulahliwe. Walahlwa, ungakaphefumuli umphefumulo wakho wokuqala walahlwa. Lokho kuqondile. Futhi wahlulelwa nguNkulunkulu ungakaphefumuli umphefumulo wakho wokuqala. Ngoba wahlulelwa ngesifiso sasemacansini sikababa wakho lomama abathi ngesenzo sabo bakuletha lapha emhlabeni. Futhi uNkulunkulu wakulahla ekuqaleni, ulahliwe kwasekuqaleni. Ngakho lapho futhi wonke omunye umuntu emhlabeni walahlwa lawe. Manje wawuza kuthola ngaphi ukuphelela na? Kangela, asivuleni okwesikhatshana nje, kumaHebheru, isahluko 10, lalelisisani, ngifuna ukubala kancinyane, esahlukweni 9, kuqala indima 11. Kodwa uKristu esefikile, engumPristi omkhulu, wezinto ezinhle ezizayo, ngetabhanekeli elikhulu futhi lelipheleleyo, itabhanekeli lakhe uqobo, inyama yakhe. Bona, itabhanekele elidala, linanzelele yini, itabhanekele elidala lalile veyili phakathi kwalo, elafihla umtshokotsho lapho uNkulunkulu ayehlala khona. Bangaki abakwaziyo lokho, qiniso. Awu, lelo tabhanekele elidala elenziwa ngumuntu lapha, amakhetheni enziwe ngezikhumba zembuzi ezidayiweyo lokunjalo. Enziwa itabhanekele ukufihla ubukhona bukaNkulunkulu. Bangaki abaziyo ukuthi indoda eyodwa kuphela yayingena phakathi lapho kanye ngomnyaka. Ngeqiniso, lo kwakungu-Aaron, wangena kanye ngomnyaka, futhi kumele ukuthi agcotshwe, futhi okudingakalayo. Futhi kumele abe lomlilo esandleni sakhe. Futhi nga wahamba engela lokho, wafa khona masinya lapho edonsela muva lelo veyili, wayesiwa afe, kumele angene phakathi lapho, futhi alumathise izinti zezibane. Futhi afafaze isihlalo somusa, esabizayo, igazi lokufa, isibambiso sibe njalo, uKristu waze wabuya ukukugcwalisa. Manje, kodwa uNkulunkulu khona-ke, waba komunye umfanekiso, wethabhanekeli. Futhi lelo thabhanekeli lalingubani? UJesu, futhi uNkulunkulu wayephakathi kukaJesu, futhi wayefihliwe, kodwa waye ebuyisela umhlaba kuye, ngokuzitshengisela kwakhe. UKristu wembula uNkulunkulu, wathi, kayisini owenza imisebenzi, ubaba wami ohlala kini, angenzi lutho ngokwami, kodwa lokho engibona ubaba ekwenza, ubaba kini, engitshengisa imibono leyi, futhi-ke, ngiyahamba ngenze nje lokho ubaba, angitshela ukuthi ngikwenze, liyakuthola? UNkulunkulu wayephakathi komzimba womuntu, hathi ngemuva kwezikhumba zembuzi ezipendiweyo, kodwa wayephila ehamba. UNkulunkulu wayelezandla, uNkulunkulu wayelenyawo, uNkulunkulu wayelolimi, uNkulunkulu wayelamehlo, futhi kwakunguKristu. Nango elapho, manje wasuka wahamba, futhi umoya wangena kulokho, ukuthi ngokufa kwakhe, ingaphelelisa ibandla, futhi enze ibandla lizehlise. Futhi-ke, umoya ofanayo, owakuKristu usebandleni, usenza izinto ezifanayo, uKristu azenzayo. Okwesikhatshana futhi umhlaba, awusayi kungibona njalo futhi, kodwa lina lizangibona, ngoba ngiza kuba lani, laphakathi kwenu, kuze kube sekupheleni komhlaba. Manje lalelani kulokhu. Kodwa uKristu esiba ngumpristi omkhulu wezinto ezinhle ezizayo ngethabhanekele elikhulu lelipheleleyo, elingenziwanga ngezandla, okuyikuthi elingayisilo lalokhu kudalwa. Akenziwanga ngezandla, wazalwa njani? Ukuzalwa yintombi. Futhi kungayisikho ngegazi lembuzi lamathole, umzimba lowu wake wanikelwa kumbe wangcweliswa, kodwa ngegazi lakhe uqobo. Ngiyakwazi ukuthi igazi livela ebulilini bowesilisa. Futhi-ke, omunye wathi, oh, uJesu wayengumJuda, wayengayisuye umJuda. Oh, sisindiswe ngegazi lamaJuda. Hathi, kakunjalo. Nxa sasindiswa ngegazi lamaJuda, silokhu silahlekile. UJesu wayengasuye mJuda, njalo wayengasuye owezizwe, wayenguNkulunkulu. UNkulunkulu ubaba, umoya, lo ongabonwayo. Akula muntu obone uNkulunkulu loba ngasiphi isikhathi, kodwa ozelwe yedwa kababa, umbonakalisile. Wabonakalisa uNkulunkulu, lokho uNkulunkulu ayeyikho. Manje ibandla lakhe kumele libonakalise uNkulunkulu, ukutshengisa lokho uNkulunkulu ayikho. Bona, kuyini esikwenzayo? Siyazihlela ngokwethu, futhi kangila lutho lokwenza labo. Bangamamethodisti, bangamapresbyterian. Kangifuni lutho lokwenza labo. Ngingumbaptisti, ngingumpentekostali. Ha? Ulahlekile! Kanye lalezo nhlobo zenjongo, uqondile. Ngubani ongaziqhenya? Ngubani ongatsho ulutho? Khangelani ihlazo amapresbyterian alilethileyo, khangelani ihlazo amabaptisti, khangelani ihlazo ekatolika, khangelani ihlazo amapentekosti, amanazareni, amapilgrim holiness, khangelani abanye babo bonke. Kodwa ngiyalikholomba ukukhomba isandla esisodwa ehlazweni kulokho. Yebo, khomba umunwe owodwa lapho uNkulunkulu uSomandla wathi, le yindodana yami ethandekayo engithokoza ukuhlala kuyo, izwenini yona. Nango lapho, yiyo leyo epheleleyo. Manje kasibaleni phambidlana kancinyane lapha manje. Futhi kungesikho ngegazi lezimbuzi, amathole, kodwa ngegazi lakhe uqobo, wangena kanye endaweni engcwele, esezize ukuhlengwa okulaphakade. Liyakuthola na? Ukuhlengwa okulaphakade esenzela thina, hathi ukuhlengwa lamuhla, futhi-ke iviki elandelayo lapho imvuselelo iqala uhlengwe njalo, futhi-ke, oh, sihlehlela emuva futhi sihlengwe njalo, uhlengwa kanye, nini. Unjalo. Akusela njalo ukuhlengwa 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 kulapha kade. Lo ozwayo amazi yami ifike yakho lokuye lo ongithimileyo ulempilo elapha kade. Futhi akasoze abuye ekwahlulelweni. Kodwa use inkathi edluleyo. Dluleyo kufeni, waye kuphileni. Ngoba uqhaqhazele, ngoba wabhaphathizwa ngendlela ethile. Ngoba wayelegazi esandleni sakhe ngoba ukholwe endodaneni kaNkuluNkulu ezelwe yodwa iyo indlela esilokuhlengwa okulaphakade ngayo lalelani manje ngoba igazi lezinkunzi lezimbuzi lomlotha wamathokazi ufafaza ufafaza abangcwelileyo ungcwelisa kuze kube sekuhlambulukeni kwenyama kakhulu kanganani igazi likaKristu owathi ngomoya olaphakade wazinikela kuNkuluNkulu engelasici lahlambulula isazela sethu emisebenzini efileyo ukukhonza uNkulunkulu ophilayo. Sedlule ekufeni saya ekuphileni. Kuyini okukukhathazayo ngalokho umhlaba okucabangayo? Kuyini okukukhathazayo ngalokho umakhelwane wakho akucabangayo? Isazela sethu sifile futhi siguquliwe futhi sazalwa kutsha ngomoya kaNkulunkulu ukuzokhonza uNkulunkulu weqiniso lophilayo. Nankoke manje kasehleni kundima yesitheni isahluko theni bengisitho nganeni okwepheji umthetho olesithunzi sezinto ezinhle ezizayo ungeyisiwo umfanekiso uqobo wezinto ungeze wabalamandla ngaleyo mhlatshelo leyo abayinikelayo njalo njalo umnyaka ngomnyaka ukubenza BAPHELELE abasondelayo ukuphelela ikulapho ukuphelela sithiya izimiso zemfundiso kaKristu kasiyeni phambili ekupheleliswaweni ubani ngabapheleleyo njengoyihlo wenu ezulwini ephelele umthetho ulesithunzi sezinto ezinhle ezizayo izimiso zonke lobhaphathizo lezi zonke ezinye izinto ababelazo zazingeke zenze umkhonzi aphelele futhi kanti uNkulunkulu ufuna ukuphelela ujoyina ibandla laseNazareni alisoze likwenze uphelele ujoyina ibandla leBaptist Pentecostal loba yini okuyikho akusoze kukwenze uphelele wena ungomuhle indoda ethembekileyo akusoze kukwenze uphelele awungeke ufanele into eyodwa akulalutho mayelana ngawe ukuthi ukufanele ulahlekile uthi awu ngagcina umthetho ngagcina isabatha ngigcina lokhu zonke izimiso zikaNkulunkulu ngenza lokhu uPauli wathi kasibekeni eceleni izinto zonke lezo manje lokho kulungile kodwa siza kwenza lokhu sizaphaphathiza abantu futhi sizabeka izandla phezu kwabo kukho ukusiliswa kwabo lokunjalo singakuthatha indima ngendima kunye ngakunye kwalezo zinto ubhaphathizo siyakukholwa linye ithemba inye inkosi lunye ukholo lunye ubhaphathizo siyakholwa ukuthi kulobhaphathizo sikholwa ekuvukeni kwabafileyo ngempela siyakholwa uJesu wafa futhi wavuka njalo siyakukholwa lokho ukubeka izandla kwabagulayo yikho lokho elakuthoyo lezi zibonakaliso ziza kubalandela labo abakholwayo ngabe beka izandla zabo kwabagulayo baya kusila siyakukholwa lokho kodwa kuyini lokho uPauli wathi konke imisebenzi efileyo into oyenzayo manje kasiyeni phambili ekupheleliswaweni mina bo siza kuthabanekeli hathi isisekelo ithabanekeli ithabanekeli ngokwalo leso isisekelo umthetho lokulunga lokujoyina ibandla lokubhaphathizwa lokubeka izandla lezo zonke izinhlelo zebandla kodwa manje asiyeni ekupheleleni futhi kulo yedwa kuphela opheleliswayo lo nguJesu singena njani kuye ngeMethodist na hachi Pentecostal hachi Baptist hachi loba ngaliphi ibandla hachi ngeKatolika yeRoma hachi singena njani kuwo abaseRoma 8:1
there is therefore now no condemnation to those that
ngakho manje kakusekho ukulahlwa kulabo abakuKristu abangahambi ngokwezinto zalumhlaba ngokwenyama kodwa emva kwezinto zikamoya labo abangalaleli kulokho umhlaba okuthoyo nanxa ugula udokotela esithi uzakufa awukulaleli akukukhathazi lakancinyane ngabe kutshela kumele ube ngumkatolika ongakasindiswa kumbe umpresbyterian kumbe kumele wenze lokhu awukulaleli ngakho-ke kakusela ukulahlwa kubo labo abakuKristu Jesu abangahambi ngokwenyama izinto abazibonayo yonke into oyibonayo ngamehlo akho ngeyasemhlabeni kodwa izinto ozibonayo emoyeni wakho ngelizwi ilizwi ingilazi yokukhangela kaNkulunkulu etshengisa lokho ayikho lalokho oyikho. Haleluya! Oh minabo, liyakutshela leli libhuku kuphela emhlabeni elikutshelayo ukuthi wavela ngaphi, ukuthi ungubani, lokuthi uyangaphi. Itshengise loba yiliphi ipheji lobulotshiweyo, loba ngaphi, lesayensi yonke kumbe loba yini okunye, lonke ibhuku elihle elalotshwayo. Akula leli lodwa elingakutshela lokho. Le yingilazi yokukhangela kaNkulunkulu elitshengisa lokho ayikho lalokho oyikho. Khona-ke phakathi lapho kungumzila wegazi, lokho okutshengisa lokho ongaba yikho nxa ufuna ukwenza ukhetho. Nanko-ke ngomoya munye manje abaseKorinte bokuqala 12 singena njani kulowo mzimba? Ngokuxhawulana izandla, hatshi mnumzana. Ngokujoyina ibandla, hatshi mnumzana. Ngokubhabhathizwa nyovane usiya phambili ebizweni likaBaba, iNdodana lomoya ongcwele, ibizwe likaJesu Kristu, ibizwe iluba laseSharoni, umduze wesigodi, inkanyezi yokusa, loba yini oyifunayo. Lokho kakulani okokwenza lakho. Impendulo nje esazela esihle kuNkulunkulu. Kukanti siyaphophotha futhi sixabane, siphikisane, sehlukane futhi senze umehluko. Kunjalo, kodwa yonke leyo yimisebenzi efileyo. Siya ekupheleleni. Lezo izinto engizenzileyo, umthumayeli wakubhabhathiza, loba wakubhabhathiza ubusophambili, nyovane kumbe kathathu kane, kumbe sikhathi sinye, kumbe ukuthi wakwenza njani. Lokho akulani lokho kwenza ngakho. Ubhabhathiziwe nje ebudlelwaneni balelo bandla, kungenani ufakaza kulelo bandla, uyakholwa ukufa ukungcwatshwa lokuvuka kukaKristu, ukubeka izandla, ukusilisa abagulayo. Lokho kuyamangalisa, kodwa konke imvelo. Futhi lowo mzimba uzakufa njalo, ngokuqiniseke nje njengoba uphila uzakufa njalo. Manje kasibekeni eceleni izinto zonke lezo futhi siye phambili ekupheleliseni. Singena njani ekupheleleni? Yikho lokho esifuna ukuba kwazi. UKristu uphelelisile. UNkulunkulu wabeka phezu kwakhe ububi bethu sonke, walinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu, wachotshozwa ngenxa yobubi bethu. Isijeziso sokuthula kwethu sasiphezu kwakhe, ngamanxeba akhe sasiliswa. Yiwo umzimba esifuna ukungena kiyo. Yiwo umzimba. Ngani? Nxa ukulowo mzimba kawusoze ubone ukwahlulelwa, awusoze unambithe ukufa, ukhululekile kukho konke ukufa, ukwahlulelwa, isono lakho konke, lapho ukulowo mzimba. Ungena njani kuwo, mthumayeli? Ngokujoyina leli thabanekeli. Ulahlekile lakanjalo, awungeke ujoyine noma kanjani, asila noma liphi ibhuku. Singena njani kuwo? Ngokujoyina ibandla? Hatshi mnumzana, ungena njani kuwo? Uyazalwa kuwo. AbaseKorinte bokuqala 12. Ngoba ngomoya munye thina sonke sibhabhathizelwa emzimbeni munye. Ngobhabhathizo lukamoya ongcwele sibhabhathizelwe kulowo mzimba futhi sikhululiwe esonweni. UNkulunkulu kasakuboni futhi, ubona uKristu kuphela. Futhi lapho ukulowo mzimba, uNkulunkulu angeke ahlulele lowo mzimba. Usevele wawahlulela, wathatha ukwahlulelwa kwethu futhi wasinxusa phakathi. Futhi ngokholo, ngomusa, siyahamba futhi samukele ukuxolelwa kwethu. Futhi umoya ongcwele uyasiletha kulobu budlelwano kanye laye. Futhi asisahambi njalo futhi emva kwezinto zomhlaba, kodwa sihamba emoyeni. Siphilisiwe. Ilizwi labuya kithi, wafa endaweni yami, ngenziwe ngaphila. Nangu ngilapha, owake wafa esonweni leziphambekweni, sengenziwe ngaphila. Zonke izifiso zami yikumkhonza, uthando lwami lonke lukuye. Ihambo zami zonke zifuna ukuba ebizweni lakhe, ukuthi loba ngaphi engiya khona, loba yini engikwenzayo, ngiyamdumisa. Nxa ngizingela, nxa ngigola inhlanzi, nxa ngidlala ibhola, nxa ngi loba yini engikwenzayo, kumele ngi uKristu kini empilweni enjalo, leyo ezakwenza abantu bafise ukuba yileyo ndlela, hatshi ukuhleba, ukunyeya, ukuphophothisana mayelana ngamabandla enu. Yakuthola. Ngomoya munye sibhabhathiziwe kulowo mzimba, futhi lapho ngibona igazi ngizakwedlula. Lalelani, kazibaleni phambidlana kancinyane lapha, ngiyacela. Okwakungeke ngitsho kwenze abasondelayo ekupheleleni. Ngoba indima 2 isahluko 10. Ngoba khona-ke ngabe ingayekelwanga ukunikelwa. Nga lokho kungenza umuntu aphelele, futhi uNkulunkulu ufuna ukuphelela, nga ukugcina imithetho, nga ukwenza yonke imilayo, kungalenza liphelele, khona-ke, akula sidingo sokuba lolunye ulutho, selivele lapheleliswa. Ngoba lapho uphelele ulaphakade, ngoba uNkulunkulu nguye kuphela olaphakade, futhi uNkulunkulu nguye kuphela opheleleyo, futhi indlela kuphela, ongaba laphakade ngayo, yikuba ingxenye kaNkulunkulu. Sebehlanjululwe kwaba kanye, kufanele bengasabi lesazela sesono. Ini, umkhonzi esehlanjululiwe kanye, ukungabi lesazela njalo futhi, nga ungabhala ukutolikelwa kwalokho, kuyisifiso. Umkhonzi esehlanjululiwe kwaba kanye, ngaselaso isifiso sesono. Nga umkhonzi esehlanjululiwe kwaba kanye, wena uyaphezulu manje futhi uthi, oh, haleluya. Isindisiwe ubusuku bayizolo, kodwa awu, busisa uNkulunkulu, wangenza ngahlehlela emuva, haleluya, olunye usuku, izasindiswa njalo, wena owawulayo, ongafundiswanga, ongafundanga, leyo akusiyo ndlela eyikho. Umkhonzi esehlanjululwe kanye, kasela sazela sesono, iBhayibheli lacho, lalela lapho sibala okomzuzu nje. Kodwa kuleyo mihlatshelo, njengoba ikhunjulwa ngesono umnyaka ngomnyaka, manje siza kwehla phansi ukutshaya okungaba indima eyithi, ukugcina isikhathi lalapho engifuna ukufika khona. Ukuqala khona-ke, lapho esithi, umhlatshelo lomnikelo, lemnikelo yokutshiswa, leyezono, kawuyithandanga, njalo wena kawuyithokozelanga, yona enikelwa ngokomthetho. Indima nayini? Khona-ke wasesithi, khangela, ngiza ukwenza intando yakho, oh Nkulunkulu. Ususa oko kuqala umthetho ukuze amise okwesibili. Ngiyafisa ngabe besilesikhathi ukuhlala kulokho, ingqe kuphela ongumpresbyterian kumbe umpentecostal kumbe amabaptisti kumbe methodist angeke enze ulutho ngawe. Kufanele asuse konke lokho kuqala, bona, ukuze amise okwesibili. Ingqe usithi, awu, ngingumethodist, akula lutho lokumelana lama methodist kumbe amabaptisti kumbe amapentecostal. Kodwa mfowethu, lokho akukutsho, kumele uye phambili ekupheleliseni. Lokho kukuKristu. Khangela lokhu manje, okomzuzu nje. Ngakulokho, singcwelisiwe ngokunikelwa komzimba kaJesu Kristu kanye kuphela. Ha? Asivaleni phambidlana nje kancinyane, futhi sibambe lokho, makuthi lokho kuthophele, lapho sivala, kanye kuphela. Laye wonke umpristi emile, insuku ngensuku, ekhonza umnikelo, kanengi, leyo mihlatshelo, engasoze yabalamandla okususa isono. Kodwa lumuntu, selilungiselele na, selilamavesti enu evulekile manje, ukuze kungavikeki, kuza kuyakhona enhlizweni kanye. Kodwa lumuntu, umuntu uphi na, hathi upapa weRoma, hathi ubishopi webandla leMethodist kumbe loba liphi elinye ibandla. Kodwa lumuntu, uKristu, emva esenikele waba munye umhlatshelo wesono, kuze kube nini lanini, wahlala phansi, ngakwesokunene sikaNkulunkulu, kusukela khathesi, ulindele, zize zenziwe izitha zakhe, isenabelo senyawo zakhe. Khangela, nangu esiza. Ngoba ngomnikelo munye, use PHELELISILE, usephelelisile. Kuze kube imvuselelo elandelayo, kuyini lokho okukutshiloyo. Usephelelisile, kuze kube nini lanini, labo abangcwelisiweyo. Liyakuthola na, kasiyeni phambili, ekupheleliseni. Manje linabantu bobungcwele lithi, oh, yebo sikholwa ebungcweleni, haleluya, sikholwa ebungcwelisweni. Kodwa uthatha okwakho uqobo, uchiye nje lokhu, futhi wachiya lokho. Uyazi ukuba awufanelanga ukwenze. Ngaphandle uKristu esevule umnyango futhi wakuphilisa enhlizweni yakho, futhi kuba indawo lapho isono esife khona, lesifiso sesihambile sonke. Khona-ke ususa ukulunga okungokwakho, engazimisa kuwe, futhi nguKristu, indodana kaNkulunkulu, kuwe, ithemba lenkazimulo. Kasiyeni phambili ekupheleliseni. Singaphelela kanjani? Ngokufa kukaKristu, hathi ngokujoyina ibandla, hathi ngemisebenzi yethu emihle, lokho esikwenzayo, konke lokho kulungile, hathi ngoba sabhaphathizwa ngalindlela kumbe ngaleyana indlela, hathi ngenxa yokuthi sisilisiwe ngokubeka izandla, hathi ngenxa yaloba ziphi zalezi izinto, sikholwa ekufeni ukungcwatshwa lokuvuka. UPawuli wathi, ngingakhuluma ngendimi njengabantu lengilosi. ikonke indimi ezizwisiswayo lendini ezingeke zizwisiseke kumele zichasiswe. Angisilutho loba ngilesipho solwazi futhi ngizwisisa yonke inhlakanipho kaNkulunkulu. Ngingachasisa iBhayibheli kusukela ngilibophanise ndawonye kangisilutho. Akuncedi lutho ukuya esikolo khona-ke. Kuyakwenza na ukufunda iBhayibheli? Lanxa ngilokukholwa ukuthi ngingasusa izintaba, imikhankaso yokusilisa kayitho okuningi khona-ke. Iyakwenza na? Angisilutho. Lanxa nginikela umzimba wami ukutshiswa njengomhlatshelo. Oh, bathi lowo muntu ngowenkolo kodwa akasilutho. UPawuli wathi akabanga yilutho, ngoba lapho okulendimi zizaphela, lapho okuleziprofetho zizaphela, lapho okulazo zonke lezi ezinye izinto zizakuphela, kodwa lapho lokho okupheleleyo sokubuyile, lokho okuyingxenye kuzenziwa ize. Bona lokho okupheleleyo kuyini? Okupheleleyo uthando. Kuyini uthando? UNkulunkulu. Asibekeni eceleni yonke imisebenzi emincinyane efileyo lezimiso, futhi siye phambili ekupheleliseni. Uyakubona na, siphelelisiwe ngoKristu. Singena njani kukho? Ngobhapathizo lukaMoya oNgcwele. Ukulungile, kuyini okwenzakalayo? Usudlulile ekufeni wangena ekuphileni. Awu, ngiyakhathazela ngeqe, kwenze. Ah, awukwenzi. Akudingi ukuba wenze ulutho. Usuvele wakwenza. UNkulunkulu wakuletha ekufeni wangena ekuphileni. Futhi uyaphila. Khona-ke izithelo zakho zempilo yakho ziyakutshengisa. Iningi lenu mamethodisti lamanazareni lamemeza ngamandla wonke elalingakwanisa ukumemeza, lintshontshe umumbo ensimini yomuntu, kunjalo lenza yonke into engaba yikho. Iningi lenu maphentekostali lakhuluma ngendimi njengokuthi ululela indumba esikhumbeni senkomo, qiniso laphuma futhi labaleka lomfazi weyinye indoda, lenza inhlobo yonke yezinto. Akusikho lokho mfowethu. Ungazami ukuba laloba yiwaphi amadlabuzane kumbe loba yini ukuthatha indawo kaMoya oNgcwele. Lapho ukuzalwa okutsha sekubuyile, uyaguquka. Kawudingi ukuba wenze loba yini ukukufakaza. Impilo yakho iyakufakaza lapho uhamba. Uluthando, ukuthula, isineke, ukuthambeka, ubumnene, ukubekezela. Yikho lokho oyikho, futhi umhlaba wonke ubona isitshengiselo sikaJesu Kristu kuwe. Manje ukukhuluma ngendini, ukumemeza phakathi lapho lezo izifanekiso ezilandela lolu hlobo lwempilo, futhi kungathatha ulingisele lezo zifanekiso, futhi kungabi ngitsho le mpilo leyo. Siyakubona bangaki abakwaziyo ukuthi lokho liqiniso. Sibili, liyakwazi. Ngeqiniso liyakwazi. Mina bo, liyakubona konke phansi kwenu. Ngakho akulalutho ongalutho ukuthi yibufakazi bukaMoya oNgcwele ngaphandle kuyimpilo yakho oyiphilayo. Manje nga ufuna ukukhuluma ngendimi, lokho kulungile ngokupheleleyo nga uphila impilo okubusekela, kunjalo. Futhi nga ufuna ukumemeza, kulungile, lokhu kuhle. Ngiyamemeza lami, ngiyajabula kakhulu kwezinye izikhathi. Ngiyefileke ukugqoka ipheya yezicathulo, ngiphosa ukweqa, ngiphumekizo. Futhi lokho kuyamangalisa, ngiyakukholwa. Ngibone imibono, labagulayo besilisiwe, abafileyo bevusiwe, lapho belele phandle lapho, futhi odokotela bafulathele futhi bathi sebephelile, futhi abasekho, balele lapho amahola ambalwa. Futhi uMoya oNgcwele ehle phansi futhi atshengise umbono, yehla phansi lapho futhi uvuse lowo muntu. Sengabona labo abayizacuthe izimungulu, labayiziphofu, labagogekileyo behamba. Lokho aku lezo izifanekiso nje. Mfowethu, isikhathi eside esedlileyo, umhlaba ungakabi lesisekelo kiwo, uNkulunkulu ngomusa wakhe olaphakade wakhangela phansi futhi ngokwazi ngaphambili wakubona wena lami. Wayesazi ukuthi isikhathi siphi esizaphila kuso. Wayekwazi lokho esizakuba yikho. Ngakho-ke ngokhetho wasikhetha umhlaba ungakasekelwa ukuba laye kungelatshatha. Manje nxa wasikhetha umhlaba ungakasekelwa ukuba kuye singelatshatha, futhi sonke sizelwe silamatshatha, futhi akula olunye ulutho olungasihlambulula, kanjani singasoze singabi latshatha. Yena wathumela indodana yakhe ezelwe yodwa ukuthi loba ngubani okholwa kuye akayikuba lokuphela kwempilo, kodwa uzakuba lempilo elaphakade. Akasoze abhubhe, kodwa abe lempilo elaphakade. Khona-ke lapho singena kuye ngokholo, ngomusa, sisindisiwe ngoMoya oNgcwele esibiza. Kungakabi lomzimba kulumhlaba, imizimba yenu yayilele lapha, iyenziwe ngekhalsiyamu, ipotashi, ubulunama, ukukhanya kwezulu lomhlaba, lamaphetroliyamu, lokunjalo izakhamzimba ezilitshumi lesithupha. Futhi uMoya oNgcwele waqala ukufukamela phezu komhlaba, uhuga, futhi njengoba kwakwenza into yokuqala, uyazi tyampu, waphuma iluba lephasika elincinyane. Khona-ke wafukama, waphuma utshani lenyoni, futhi emva kwesikhatshana indoda yabuya. Manje akazange enze umfazi ngothuli lomhlaba. Uvele indoda kwasekuqaleni, indoda lomfazi bamunye. Ngakho wathatha ohlangothini luka-Adamu, ubambo, futhi wenza umfazi, umncedisi kuye. Futhi-ke, isono sangena. Khona-ke, emva kokuba isono sesingenile, uNkulunkulu akasoze anqotshwe, kungenani lalokho okwenzakalayo, akasoze anqotshwe. Khona-ke, abafazi baqala ukuletha amadoda emhlabeni, futhi uNkulunkulu ngomusa olaphakade, wabona ukuthi ngubani ozasindiswa, futhi wakubiza. Akula muntu ongabuya kimi ngaphandle ubaba wami ambize kuqala, hathi lo ofunayo kumbe ogijimayo, kodwa uNkulunkulu otshengisa isihawu. Wena uthi, awu, ngadinga uNkulunkulu, ngadinga uNkulunkulu, hathi, awuzange, uNkulunkulu wakudinga. Yiyo indlela okwakuyiyo ekuqaleni. Kwakungayisuye u-Adamu esithi, o baba baba ngonile ungaphi wena. Kwakungubaba esithi, o Adamu Adamu ungaphi. Leyo imvelo yomuntu, lolo lufuzo lomuntu. Yikho lokho ayenziwe ngakho. Futhi akula muntu ongabuya kimi ngaphandle ubaba amdonse. Futhi konke lokho ubaba anginika khona. Haleluya. Bonke ababuyayo ngizabanika impilo elaphakade, futhi ngizamvusa osukwini lokugcina. Isithembiso esibusiswe kanganani sikaNkulunkulu wasezulwini, lapho esiya khona lobu busuku, lapho wazifunga. Akula omkhulu uthatha isifungo ngomunye umuntu omkhulu kulawe. Akula omunye omkhulu, ngakho uNkulunkulu wathatha isifungo ngokwakhe. Siyangena kukho ukuthi wakwenza njani lokuthi wakwenza nini, futhi wathatha isifungo ngokwakhe ukuthi uzasivusa lokusenza ilifa lakhe uqobo. Oh, singama ngokupheleleyo okunganani lokuqinileyo lokhu kusa. Ungakukhangela kanjani nxa ukufa kukujolozele ebusweni? Ungatsho njengoPawuli, ufa, ungaphi udonsi lwakho? Ncwaba, ungaphi ukunqoba kwakho? Kodwa ukubonga kakube kuNkulunkulu osinika ukunqoba ngeNkosi yethu uJesu Kristu. Nanko-ke, ngani? Oh, wenze okunje lokunje. Ngiyakwazi, kodwa ngimboziwe ngegazi lakhe. Haleluya. Ngomoya munye, sabhaphathizwa sonke emzimbeni munye. Lina maMethodisti, maBaptisti, maPresbyterian, loba yini eliyikho, sabhaphathizwa emzimbeni munye. Silobudlelwano, futhi thina siyizakhamizi zombuso kaNkulunkulu. Sisitsho ukuthi kasisibo balumhlaba. Inkazana yami encinyane yenza ngolunye usuku yathi, baba, inkazana encinyane yenza okunje lokunje, futhi benza okunje lokunje. Sahamba saya endlini, benza okunje lokunje. Ngathi, wathi, kungani singenzi lokho? Ngathi, sithandwa, asisibo balowo mhlaba. Baphila emhlabeni wabo ngokwabo. Wathi, kasihambi sonke emhlabathini ofanayo na? Ngathi, omhlaba sithandwa, asisibo balabo bantu. IBhayibhili lathi, phumani phakathi kwabo, libe ngabahlukanisiweyo, utsho uNkulunkulu. Bona, kalisibo balokho, futhi lapho leyo mvelo entsha ingena kuwe, awudingakali ukuba ukhutshwe, awufuni ukubuyela emuva, njengomkaLothi, uzelwe nje phandle kwakho, futhi ukwesinya isigaba, futhi lokho kukhangeleka kuyingcekeza kuwe. Futhi leyi enkulu, imelika ebukekayo, esihlala kuyo, isibe ingqube eyodwa enkulu yakho, into yonke, inkanuko labafazi, futhi abafazi, indlela abagqoka ngayo, amadoda, ngendlela abenza ngayo, lezinto abazenzayo, futhi bazibize amaKristu. Njengokuthi lu-Elvis Presley ahambe ayijoyina ibandla lePentecost manje. Yebo, yikho lapho uJudas wathola inhlamvu zesiliva ezingamachumi amathathu. U-Elvis wathola udwendwe lamakhadi lakhe, lamadola amalutshwane ayizigidi, ngokuthengisa ubuzibulo bakhe. U-Arthur Godfrey, khangela kulokho. Khangela ngalapha kuJimmy Osborne, eLouisville. Phandle lapho laleyo Boogie Woogie endala, irogu lerolu, umbhedo obolileyo omdala nongcolileyo. Futhi ngesonto ekuseni, athathe iBhayibhili futhi ame kupulatifomu, futhi achumayele. Kulihlazo elinganani. Akumangalisi iBhayibhili lathi, yonke itafula igcwele amahlanzo. Ngani? Siphila osukwini olubi. Futhi abantu bathi, oh, bangabenkolo sibili. Oh, alikwazi ukuthi udeveli ngowenkolo. Alikwazi ukuthi uKhayini wayekholekile njengalokho wabhela ayeyikho, kodwa wayengelasambulo. Yikho lokho, akazange abe lesambulo. Yebo, sonke siyahamba ebandleni, kodwa kulabanye abalempilo, yibo labo abalesambulo sikaJesu Kristu enhliziyweni yabo, hathi ngokuqhaqhazela ukweqa, hathi ngokujoyina ibandla. Kodwa isambulo, uNkulunkulu umambulile. Khangela ukuthi wathini. Abantu bathi, mina indodana yomuntu ngingubani? Abanye bathi ungumprofethi, futhi abanye bathi ungu-Elijah, futhi abanye wathi, kodwa lina lithi ngubani? uPetro wathi, wena unguKristu indodana kaNkulunkulu ophilayo, lokho kwakungaveli endebeni zakhe. Wathi, ubusisiwe wena Simoni indodana kaJonasi, ngoba inyama legazi, akuzange kwambule lokhu, awuzange ufunde lokhu kwezinye indlela zeBhayibhili, kumbe okunye kweseminari yesayensi yezenkolo. Ubusisiwe wena, ngoba inyama legazi akukwambulelanga lokhu kuwe, kodwa ubaba wami osezulwini ukwambulile, futhi phezu kwaleli dwala ngizakulakha ibandla lami. Njalo amasango esihogo akayi kulinqoba. Nxa ungumKristu lokhu kusa ngoba ungowebandla, ulahlekile. Nxa ungumKristu ngoba usudlule ekufeni wangena ekuphileni, ukhululekile ekwahlulelweni kuKristu, ususiza ekupheleleni sonke isikhathi. UNkulunkulu angeke abone into eyodwa. Wena uthi, awu, ngingenza iphutha na? Sibili, kodwa kawukwenzi ngamabomo. Manje sesingena kulokho emizuzwaneni emilutshwane, ngoba lo ona ngamabomo emva esemukele ulwazi lweqiniso akusela mhlatshelo wesono. Siyangena kulokho lobu busuku ngoba isikhathi sesihambile kancinyane. Manje kasibaleni ezinye indima ezithize nje zalokhu ukuze sizwe ngcono mayelana ngokwehla phansi kancinyane kakhulu. Kulungile, awu, sizaqalisa khona kulokhu lobu busuku. Indima 4, lalelani kulokhu, ngoba akulakwenzeka kulabo asebake bakhanyiswa futhi benza futhi aseba futhi banambitha okwamandla izipho zezulwini futhi benziwa abahlanganyeli bakamoya ongcwele futhi banambitha ilizwi elihle likaNkulunkulu lamandla omhlaba ozayo, nxa bezahlamuka ukuthi babuye bazivuselele ngokwabo ekuphendukeni. Bona futhi sithatha lokho kumaHebheru 10 futhi emuva laphambili ukutshengisa ukuthi lokhu kuyini. Bangani, kasiyeni phambili ekupheleliseni, sile asila zaba lamuhla, asila zaba lakancinyane. UNkulunkulu wezulwini ubonakale kulolu usuku lokucina futhi wenza zona izinto ezifanayo azenzayo leso sikhathi, lapho elapha ngaphambili, lapho esasemhlabeni ufakazile, lapho sidlula kuleli Bhayibhili futhi lina kilasi. Yazini lokhu ukuthi sithethe isimangali ngesimangaliso, lesibonakaliso ngesibonakaliso, lesimanga ngesimanga. Lokho akwenza labantwana enkangala, izinto lezibonakaliso azenzayo, izinto azenzayo lapho yena elapha emhlabeni ebonakaliswe enyameni, futhi zona izinto ezifanayo zithatha indawo lamuhla khona lapha phakathi kwethu. Nanti ilizwi ukuliqinisa, nansi into yokukutsho kahle kuqondile, ukukwenza kahle. Nanku umoya kaNkulunkulu ukwenza into efanayo ukuze singabi lezaba. Kasikhulekeni. Baba osezulwini, sibona ukuthi siyanciwe neyezi elikhulu kangaka labofakazi. Kasibekeni eceleni ilizwi lonke, into yonke, okuphambanisekileyo konke, ilizwi lonke elibi, ilizwi lonke elikhulunywe kabi, wonke umcabango. Futhi kasigijime ngokubekezela umjaho obekwe phambi kwethu, sikhangele umqalisi lomphelelisi wokukholwa kwethu, iNkosi uJesu Kristu. Oh, malibusiswe ibizo lakhe elingalinganisekiyo lelingcwele, ukuthi wabuya njani emhlabeni ukuzohlenga abantu abawayo nokubabuyisela ebudlelwaneni benkosi uNkulunkulu. Futhi siyakubonga wena ngalokhu, futhi manje ngomusa wakhe kasizange simkhethe kodwa wasikhetha. Wathi, alizange lingikhethe mina kodwa ngalikhetha nini ngaphambi kokusekelwa komhlaba. Futhi uNkulunkulu othandekayo, nxa kukhona abanye abahlezi lapha lokhu kusa, mhlawumbe labo abakutshaye indiva lokhu okweminyaka leminyaka, kodwa njalo njalo kulokuqoqoda okuncinyane enhlizweni, mhlawumbe bajoyina ibandla becabanga, awu, kuzalunga. Baba, ngeqiniso imibhalo ikuchasisile lokhu kusa ukuthi awungeke ucatshe ngemuva kwebandla futhi ube ngolungileyo loba ube ngomuhle, ungaqambi amanga lokuntshontsha futhi wenze noma yini embi, futhi ube ulokhu lungile. Kulokulunga okungodwa kuphela esilakho, hathi okungokwethu, kodwa ukulunga kwakhe uphelelise usindiso lwethu. Ngakho-ke sikuye, uNkulunkulu kaboni amaphutha ethu lapho sisenza loba yini embi. Kulomoya phakathi kwethu oklabalalayo, oh Baba, ngithethelele. Khona-ke uNkulunkulu akakuboni, futhi khona silethwa ebudlelwaneni lomusa kanye laye. Siphe khona Nkosi lapho sivala linkonzo ebizweni likaKristu. Amen. Okwesikhatshana nje ngithanda ukulibuza, kungenani lokuthi wenzani, ulahlekile, lalelani kulokhu. Esinye isikhathi esedluleyo ngingabe ngake ngakukhuluma, nansi isehlakalo esincinyane esenzakala kimi. Ngangiphezulu eToledo, Ohio, ngangisemvuselelweni futhi ngisiba lomhlangano phansi lapho, futhi abantu abaningi kakhulu babesazi amahotela engangikiwo, ngakho bangisa phandle emaphandleni. Ngangihlala phandle lapho ehoteleni elincinyane, sasi sidla endaweni yokudlela encinyane. amancinyane idankati wawindawo emangalisayo amakhosikazi amancinyane phakathi lapho njengamakristu nje labakhangeleka bengcwele njengalokho abangaba yikho behlanzekile futhi babebahle sibili isonto labuya ngalamba nganyizilile kancinyane futhi ngifuna ukuhamba nganeni okwesitalade ngisiya kwesinye ngithenga kancinyane umgwaqo omncinyane lapho ekhoneni futhi kwakukhona nje evamileyo ejwayelekileyo indawo yemelika lapho yokudla encinyane yayile ndawo encinyane indawo yokudlela ivuliwe obusuku bonke lapho ngingena phakathi lapho ngaleyo sonto phose ngehola lesibili nta emini ngaphambili kokuhamba ngehle ukuyashumayela leyo mini ngabambeka kakhulu ngangingazi ukuthi ngenzeni ngangena futhi into yokuqala engayinanzelelayo kwakulikhosikazi elincane phose ichumi lesithupha iminyaka elichumi lesificaminimbili ubudala omunye othandekayo kababa omunye othandekayo kamama emile emuva lapho lo mfana lezandla zakhe enqulwini zakhe leqembu labontanga behlezi e-ekhawunteni ngezwa umthina wombhejo ngakhangela ngangapha futhi kwakule pholisa limile lapho elengalo yakhe igone umfazi phezulu ngalapha okhalweni lwakhe futhi bedlala umthina wombhejo manje liyazi ukugembula lo mthina wombhejo akuvunyelwa e-Ohio lina bantu basebakei lapha futhi liyakwazi ukuthi akuvunyelwa futhi nanku umthetho udlala umtshina wombhejo futhi indoda engalingana lami mhlawumbe echadileyo iqhubu labantwana mhlawumbe ukhulu ipholisa elipatirola emgaqweni idlala umtshina wombhejo kwakulalo omncinyane kuyini untanga akwenzileyo kwenzeni lokhu ngama lapho akula muntu owanginanzelelayo ngingena babephathekile kakhulu ingxenye yabo bedakiwe ngakho ngakhangela ngezwa omunye esithi awu ucabanga ukuthi izulu lizawona irubhabhu futhi ngakhangela ngangapha futhi lapha kwakuhlezi ikhosikazi lihlezi lapho ikhosikazi elidala sibili wayengamachumi ayisithupha lanhlanu amachumi ayisikhombisa duzane lakho futhi ikhosikazi elidubekayo angisweli muntu ekukhangelekeni ngcono kwabo kodwa lapho wayezilungise wenza inwele zakhe zaba luhlaza okwesibhakabhaka zikhangeleka okuluhlaza okwesibhakabhaka sibili futhi zonke ziqunyiwe ngaphezulu futhi wazenza zaba luhlaza okwesibhakabhaka sibili futhi wayepende inzipho ngependa ejiyileyo sibili kumbe lokho elikubiza ngokuthi into efakwe ebusweni bakhe la machatha amakhulu futhi wayelabokabhudula abancinyane le nto edubekayo endala yayijwabheni kwaze kwathi inyama elengileyo inyama yayilenga phansi njengalokho phezu kwenyawo zakhe futhi wayedakiwe wayehlezi lapho le ndoda endala futhi khona ngesikhathi sehlobo lezinye zalezi ezindala egqoke amajazi amabutho ampunga kumbe lezigqoko zamabutho eziluhlaza kulenga phansi njengalokho lesikhava esikhulu entanyeni yakhe edakiwe ababili babo futhi babelalo umfazi omdala uhawulayo ngama khona lapho futhi ngakhangela ngalapho ngathi uNkulunkulu ungakumela kanjani kuyini ukhangela njani kokunjengalokho lapho kungenza isoni esisindiswe ngomusa ngicabange lokho ungakukhangela kanjani ngani kukhangeleka engazathi uzayidabula into ivuleke ngabe uRebecca wami omncinyane loSara kumele babuye ngaphansi kwalolo hlobo lwemfuzelelo amankazana ami amabili amancinyane bahlangana lodumo owaziwayo umhlaba njengalokhu okuyikho lamuhla lapho abantu abenza njengalokho uNkulunkulu ngingavele kanjani kuyini engingakwenza ngoba kungumusa wakhe ngaba bemiselwe impilo elaphakade baza kuza kukho ngaba bengamiselwanga abasoze kangikwazi lokho kuNkulunkulu ngizakwenza ingxenye yami ngacabanga ungakumela njani uNkulunkulu kukhangeleka njengokuthi uncwele kakhulu okokuthi ungathanyela leyo nto isuke emhlabeni ngathi khangela lowo gogo ohawulayo ohlezi laphayana khangela leyo nkazana encinyane ngemuva ngale futhi nangu umfazi emile lapha mhlawumbe amachumi amabili lanhlanu ubudala futhi lowo mpholisa le ngalo zakhe okhalweni lwakhe edlala umthina wombhejo futhi nanko umthetho isizwe sesihambile nampo ubumama abusekho nango umdala akasekho futhi nanso inkazana encinyane ehlezi emuva lapho futhi akasekho khangela abafana lapho befanele ukuba sebanjeni kumbe kwenye indawo ngathi oh uNkulunkulu kuyini engingakwenza futhi nangu mina ngilapha edolobheni leli ngikhala ngenhliziyo yami yonke futhi kabakunakekeli futhi bahamba sengathi babe ngacabanga awu uNkulunkulu awu khona-ke umcabango wabuya nxa ngingazange ngibabize bengabuya njani wonke ubaba angiphe khona kuzakuza ulamehlo kodwa kawuboni indlebe futhi kawuzwa ngacabanga awu nga umongameli engabuya edolobheni kulokuthi kube imvuselelo wonke umuntu uyabuya Oh, sibili, lokho ngokomhlaba. Khona ke, ngase ngiqala ukucabanga. Awu, uNkulunkulu, kanjani? Kungani ungahambi nje? Ubuye uthumele uJesu, futhi yeka siqede ngakho. Akusoze nje kuhambe, futhi siqede ngakho, futhi sikuyekele kuhambe. Khona ke ngase ngiqala ukubona enye into ihamba phambi kwami. Kwakukhangeleka njengokuvunguza okuncinyane ngalapho njengalokhu. Ngaqhubeka ngikukhangele, ngabona umhlaba uchibilika. Ngawukhangela, futhi lapho wawufafaza enye into. Ngakhangela, kwakuyikufafaza okubomvu, igazi elibomvu ngaphetsheya, emhlabeni jikelele, njengokuvunguza kuhamba ngalapho, njengenkanyezi yomsila, futhi yayilokuvunguza ngalapho njengalokhu. Futhi ngakhangela kulokhu kuvunguza, futhi nje phezu kwakho, ngabona uJesu embonweni, wayekhangele phansi. Futhi ngazibona ngimile phansi lapha emhlabeni, ngisenza izinto okungafanelanga ngizenze. Futhi sonke isikhathi ngisona, uNkulunkulu wayengabe wangibulala, ngoba ngosuku usidla kuwo, lusuku usifa. Futhi ubungcwele bukaNkulunkulu lokulunga, kuyadingakala, futhi wawuzamele ufe. Futhi ke ngakhangela lapho, ngaqhubeka ngihlikihla amehlo ami, ngathi, angiyangalala, ngumbono, ngileqiniso lo ngumbono. Ngaqhubeka ngikhangele, lapho ngimile, ngemuva komnyango, futhi ngabona izono zami zibuya, futhi isikhathi sonke ziqala ukutshaya isihlalo sobukhosi, igazi lakhe lenza njengebhampa emoteni. Kwakubamba, futhi ngangikubona kuqhaqhazela, futhi igazi lalijulukela phansi ebusweni bakhe, futhi ngambona ephakamisa izandla zakhe, futhi wathi, Baba, mthethelele, akakwazi lokho akwenzayo. Ngazibona ngisenza enye into, yamnyikinya njalo, kutshayelele, kwakuzabe, uNkulunkulu wayezabe engibulele khonapho ngaleso sikhathi, kodwa igazi lakhe, lalingibamba, ngibambe izono zami. Ngacabanga, oh Nkulunkulu, ngenze lokho na, sibili kwakungayisimi, kodwa kwakuyimi. Khona ke ngase ngihamba njengalokhu, njengokuthi bengisedlula kulelo kamelo, futhi ngasondela duze layo. Ngabona ibhuku lilele lapho, lalilebizo lami kilo, lazo zonke inhlobo zamabala amnyama elotshiwe kilo. Ngathi Nkosi ngilusizi ngenze lokhu, ngabe izono zami zikubangele ukuthi wenze lokho, ngabe ngithulule igazi lakho emhlabeni, ngabe ngenze lokhu kuwe Nkosi, ngilusizi kakhulu ukuthi ngikwenzile. Futhi wafinyelela, ngathi, unganithethelela na, bengingazimiselanga ukukwenza, niza, wena ngomusa wakho, ngizazama ukuba ngumfana ongcono, nxa unganisiza nje. Wathatha isandla sakhe, futhi wambambatha uhlangothi lwakhe, wathatha umunwe wakhe, futhi wabhala, uxolelwe, ebhukwini lami, waliphosela ngemuva kwakhe. Ulwandle lokukhohlwa, ngakukhangela kancinyane, futhi wathi, manje ngiyakuthethelela. Kodwa ufuna ukumcala, bona. Wathi, uthethelelwe, kodwa uthini ngaye. Ufuna ukumvuthuza, ubungafuni ukuthi aphile. Ngacabanga, oh Nkulunkulu ngithethelele, bengingazimiselanga ukucabanga lokho, bengingafuni ukukwenza lokho, bengingafuni ukwenza lokho. Uthethelelwe, uzwa kahle, kodwa uthini ngaye. Uyakufuna laye, uyakufuna. Ah, ungacabanga, Nkulunkulu, ngimazi njani lo ombizileyo lalo ongambizanga. Kungumsebenzi wami ukukhuluma emuntwini wonke. Ngakho lapho umbono onyithiya, ngaya kuye, ngathi, unjani khosikazi, futhi wona amadoda amabili babe esambuzini. Futhi babe wayehlezi lapho, echaywa intwabi, uyazi, ehleka. Imbodlela yewhisky ihlezi etafuleni, kumbe utshwala. Kwakuyibo, utshwala buhlezi lapho, lapho ababenatha khona. Ngenyuka ngathi, kunjani? Futhi wathi, oh, sakubona. Futhi ngathi, ngingahlala phansi. Wathi, oh, ngilomuntu. Ngathi, bengingakutsho ngaleyo ndlela dade. Wangikhangela, lapho ngimbiza dade. Wathi, ufunani? Ngathi, ngingahlala phansi okomzuzu nje. Wathi, zisize, futhi ngahlala phansi. Ngamtshela lokho okwakwenzakele. Wathi, ngubani ibizo lakho? Futhi ngathi, Branham. Wathi, ngabe uyindoda phansi lapha kulinkundla? Ngase ngisithi, yebo mam. Wathi, bengifuna ukubuya phansi lapho. Wathi, Mnumzana Branham, ngakhuliswa emulini yesiKristu. Wathi, ngilamankazana amabili amancinyane angamaKristu. Kodwa okuthile, izinto ezithile zenzakala. Futhi wangena endleleni engayisiyo, kumbe waqala. Ngathi, kodwa dade, angilandaba, igazi lisakuzungezile. Lumhlaba umbozwe ngegazi. Nxa ubungazange, uNkulunkulu ubeza sibulala umuntu wonke. Yena, lapho igazi lelo lisuzwa khangela ukwahlulelwa kodwa manje nga ungafa ungela gazi lelo uhamba ngaphethe yakwaleyo ndawo ngakho akulalutho olungakumela lamuhla igazi likumela endaweni yakho ngathi khosikazi qiniso igazi lilokhe lisakumbozile ingqe kuphela ulomphefumulo emzimbeni wakho igazi likumbozile kodwa ngolinye usuku lapho umphefumulo usuka lapha umphefumulo uphuma uzabuya ngaphethe yakwalelo gazi futhi akulalutho kodwa ukwahlulelwa lapho usasele thuba lokuxolelwa futhi ngamthatha ngesandla wayekhala wathi mnumzana Branham ngiyanatha ngathi lokho kakulimazi into ethize okunye kungixwayisile ukukutshela ngathi uNkulunkulu ngaphambi kokusekelwa komhlaba wakubiza dade futhi wenza okubi futhi ukwenza kube kubi ngokudlulisileyo wathi ucabanga ukuthi angaba lami ngathi impela uza kuba lawe lapho emadolweni akhe sehla phansi ngaphakathi kwaleso sibuya futhi umhlangano womkhuleko wesidala lelo polisa lakhupha ingwane yalo futhi laguqa ngedolo elilodwa lapho saba lomhlangano womkhuleko kuleyo ndawo ngani uNkulunkulu uyazibusa sibeka eceleni imisebenzi efileyo kasiyeni phambili ekupheleliseni asihambeni kulezo sibanga lapho lezi ngingowebandla ngingowalokho lokho sokwaqedwa konke futhi kasiyeni ekupheleleni mzane wami oyisoni nxa ungela gazi lamuhla ungela nsindiso ungela musa igazi likajesu kristu liyakubamba wena uthi awu bengiphunyuka kuso sonke lesi sikhathi kodwa ngolunye usuku yalapho okungela lutho khona olizakwenzela khona kasikhulekeni manje lapho sikhothamisa amakhanda ethu kungaba khona kungaba omunye lapha lamuhla ongathanda ukuthi uNkulunkulu woba lesi hawu kini ngiyananzelela ukuthi ngenze okubi mhlawumbe ujoyine ibandla lokho kulungile kodwa nxa ungamukelanga umusa kaKristu ungaphakamisa isandla sakho uthi ngikhulekele mfowethu Branham uNkulunkulu akubusise mnumzana uNkulunkulu akubusise khosikazi kunjalo uNkulunkulu akubusise mnumzana emuva le uNkulunkulu akubusise lawe emuva le ngemuva yebo uNkulunkulu akubusise phakamisa isandla sakho kunjalo beka isandla sakho phezulu futhi uthi uNkulunkulu woba lesi hawu kimi wena uthi ngingowebandla mfowethu Branham yebo ngizamile ukuba ngolungileyo kodwa kangazi ngikhangeleka njengokuthi angeke ngikwenze oh sihambi esizwisa usizi ngane ohluphekayo awukaze ubone umbono lamanje uthi mfowethu Branham ngamemeza ngakhuluma ngendimi ngenza konke lokho kungaba liqiniso lakho kulungile angila okokutsho ngimelana lalokho kodwa mngane wami olahlekileyo othandekayo kodwa ukukhuluma ngendimi kumbe ukuqhaqhazela kumbe ukuqhawulana izandla kumbe ukubhabhathizwa lokho kulungile lokho kodwa ukuba mazi yikwazi umuntu ukuba mazi impilo wena uthi ngiyalazi ibhayibhili kahle sibili awu ukwazi ibhayibhili akusiyompilo ukumazi isabizwana somuntu ukumazi uKristu okuthi uyakwazi ukuthi ukuthethelele ungaphakamisa nje izandla zakho njalo omunye futhi uNkulunkulu akubusise khosikazi uNkulunkulu akubusise mnumzana uNkulunkulu akubusise lapha mfowethu uNkulunkulu akubusise emuva ngale jaha uNkulunkulu akubusise lapha dade uNkulunkulu akubusise emuva le ngemuva lapho kunjalo ukumazi impilo mfowethu Branham ngikumbule manje sengikhona lapha esihlalweni sami ngiza kwamukela uKristu wothi ngena enhlizweni yami Nkosi Jesu futhi ungiphe lokho kuthula lobo bumnandi hamba ebandleni udlala umyuziki ngamandla wonke owenelisayo udanse phezulu laphansi ugijime emkhandlweni wezihlalo uhambe ngekhaya ukhathazeke futhi udidizele futhi upopothe loko kasiye Kristu uhamba ebandleni uhlale ulalele entshumayelweni encinyane ngokuthi ibholoho liyakupendwa njani kumbe into ethile okunye njengalokho ungalizwa ngitsho ilizwi liletha impilo linhlanyelo akawufuni kuthula na ngabe ukhathazekile mayelana ngokufa na uza kuhlaselwa inhliziyo lamuhla kuyakukhathaza na kumbe ungathokoza ukuthi ngiza kuba lenkosi uJesu ekucineni kwalindlela uyamazi na nxa ungamazi phakamisa nje isandla sakho siza kucelela umkhuleko yebo mfowethu wena lawe kulungile enhliziyweni yakho manje
just as I without one plea but that thy blood was shed for who? For me because I promise Lamb of God, I come. I come tenderly, mercifully. Just as. Just walk right to him by faith.
Hamba nje khona kuye. Ngokholo. Kholwa ukuthi umile khona lapho eceleni kwakho. Umile.
Ding not till rid my soul of how much now? Of one temper, malice, to him whose blood can cleanse each spot. Oh, Lamb, by faith I walk to the cross.
Ngokholo ngizahamba esiphambanweni lokhu kusa. Ngiyaveka imithwalo yami phansi. Ngiyabuya. Unkulunkulu alibusise ngemuva ngale lokhu kuhle. Lingabi ngabangelandaba manje ngokukhudumalayo ngokumnandi buyani khona phezulu esiphambanweni. Ukutestamente elidala baletha iwundlu babekwazi ukuthi benza isono babekwazi ngemilayo. Uyakwazi manje ngoba uNkulunkulu ukhulume enhlizweni yakho. Bakhangela emilayweni, ungafebi, ungenzi okunje lokunje. Futhi bathatha iwundlu bahamba futhi babeka izandla zabo phezu kwewundlu. Umpristi waquma umphimbo, into encinyane yayikhahlela futhi isopha futhi ikhala futhi isifa. Izandla zakhe zazembeswe ngegazi. Iwundlu lafa endaweni yakhe kodwa waphuma elesifiso esifanayo ukukwenza njalo. Kodwa kulindawo sibuya ngokholo ngomusa uNkulunkulu wasibiza. Sibeka izandla zethu ekhanda lewundlu likaNkulunkulu. Sizwa leso sando esizunguzwayo. Siyalizwa ilizwi lelo. Womile, inike nginathe. Baba ungabeki lesi sono kibo. Ngabakwazi lokho abakwenzayo. Bona ngokholo sizwa ukufa kwakhe lapho endaweni yethu. Khona phansi enhlizweni yethu kubuya okujulileyo, ukuthula okuhlalisekileyo, lapho ilizwi lisithi, usuxolelwe manje, hamba ungasoni futhi, kanjani, ngomusa, khona-ke, siyasuka sihambe singela lesi sodwa, isifiso sokungoni, futhi kumbe ukwenza loba yini okubi, ukuthula okwedlula ukuzwisisa konke, sokungene enhlizweni yethu. Malikwamukele manje, lapho sikhuleka wonke umuntu ndawonye.
They're coming by faith.
Baba osezulwini, babuya ngokholo, ngomusa. Kulephose izandla eziyidazeni, eziye phezulu, izithelo zombiko. Babuya kuwe, bayakholwa, ngiyakholwa kibo lami Nkosi. Ngiyakukholwa lokho, ngeqiniso, umoya ongcwele ukhulume kibo, futhi ngokholo, bayabuya khona phezulu ngelele likaJakobe manje, khona onyaweni lwesiphambano. Babeka phansi izono zabo zonke futhi besithi, Nkosi, kunengi kakhulu kini, angeke nje nisakuthwala njalo. Futhi ungasusa umthwalo wami wesono, futhi ukhuphe isifiso enhlizweni yami ukwenza njalo. Futhi ngivumele ngokholo lolusuku, ngikwamukele njengomsindisi wami. Futhi kusukela lapha kusiya, ngiza kulandela lonke imayila lendlela, woze kube sekucineni kohambo. Ngikuthichazi lokho okukutshoyo ukuya phambili ekupheleliseni, hathi ukuya ebandleni, futhi impande zemisebenzi efileyo njengobhaphathizo lokunjalo. Kodwa ngifuna ukuqhubeka, ngize ngingabe ngisaba khona, futhi uKristu angaphila kimi. Oh Jesu, phana lokhu kumphefumulo ngamunye odabukileyo. Lokhu kusa, bonke abaphakamise izandla zabo, baza kwamukela impilo elaphakade, ngoba wakuthembisa. Benza isamukelo emphakathini, baphakamise izandla zabo, bephule yonke imithetho yokudonsela phansi. Benze isayensi yezwa isiba lenhloni ngokwayo, ngoba isayensi ithi, ingalo zakho kufanele zilenge phansi. Loba yini ingafakaza lokho kusayensi, ukuthi kufanele kuhlale kubotshelwe emhlabeni phansi, ngoba ukudonsela phansi, ukubambelela phansi, kodwa kulomoya phakathi kwabo, owenze isinqumo, futhi beyise imithetho yokudonsela phansi futhi baphakamisa izandla zabo. Ukubonile Nkosi, wabeka ibizo labo ebhukwini, uxolelwe. Ibhuku elidala selibuyele olwandle lokukhohlwa manje akalisayi kukhunjulwa njalo. Futhi bavumele baqhubekele phambili lamuhla njengathandayo amaKristu ahlabusayo ukukukhonza. Futhi mhlawumbe abaningi abazange baphakamise isandla sabo, baphe lakubo njalo. Makuthi abangcwele besondele eduzane nje kancinyane Nkosi, ngoba silusuku olulodwa duzane lekhaya kulalokho ebesiyikho izolo. Woba kanye lathi wena Nkosi, ngoba sikucela ebizweni likaKristu lokodumo lwakhe. Ameni.